Imisebenzi yabapostoli. Imisebenzi isahluko sokuqala. Encwadini yokuqala ngaloba Theophilo, ngakho konke uJesu aqala ukukwenza lokufundisa, kwaze kwaba lusuku akhutshulwa ngalo, esebalayile ngomoya ongcwele abapostoli ayebakhethile. Wazibonakalisa kubo ephilile, emva kokuhlupheka kwakhe, ngobufakazi obuningi. Wabonwa yibo insuku ezingamashumi amane ekhuluma ngombuso kaNkulunkulu. Wathi ehlezi labo, wabalaya ngokuthi,
Lingasuki eJerusalema, kodwa lilindele isithembiso sikaBaba elasizwa ngami. Ngoba uJohane wabhaphathiza ngamanzi, kodwa lina liza kubhaphathizwa ngomoya ongcwele, kungakadluli insuku ezinene.
Wathi sebebuthene laye, bambuza bathi,
Nkosi, uzabuyisela umbuso ku-Israyeli kulesi sikhathi na?
Wathi kubo,
kakusikho okwenu ukwazi isikhathi lemizuzu ayimisileyo uBaba ngamandla akhe. Kodwa lina liza kwamukela amandla esefikile phezu kwenu umoya ongcwele. Libe ngofakazi bami eJerusalema, nakulo lonke elaseJudiya, laseSamaria, kuze kube semkhawulweni yomhlaba.
Wathi esechilo lokho, wakhutshulwa bemkhangile, iyezi lamsusa emehlweni abo. Bathi besajolozele ezulwini esenyuka, amadoda amabili ema labo embethe ingubo ezimhlophe, athi,
Madoda aseGalile, limeleni lijolozele ezulwini. UJesu lo osusekini wenyuselwa ezulwini uza kubuya njengalokho limbone esiya ezulwini.
Base bebuyela eJerusalema bevela entabeni ethiwa iOliveti eseduze leJerusalema, umango ohambo lweSabatha. Wathi sebengenile bakhuphukela endlini ephezulu, lapho babehlala khona oPetro, loJohane, loJakobe, loAndrea, loFilipu, loThomas, loBartolomeu, loMateu, loJakobe indodana kaAlfeu, loSimoni umZelothi, loJudasi indodana kaJakobe. Bonke laba bakhuthalela ukukhuleka nganhliziyonye, kanye labasifazana, loMaria unina kaJesu labafowabo. Ngalezo nsuku uPetro wasukuma phakathi kwabazalwane. Ixuku labantu ababekhona lalingaba likhulu lamajumi amabili. Wathi,
Bazalwane, kwakumele ukuba umbhalo ugcwaliseke owakhulunywa ngaphambili ngumoya ongcwele ngomlomo kaDavida mayelana loJudasi owaye ngumholi walabo abambambayo uJesu, ngoba wayebalwe kanye lathi wanikwa isabelo sakhe kulinkonzo. Lo muntu wathenga isiqinti ngomvuzo wobubi bakhe, wawa ngekhanda wadabuka phakathi, lemibilini yakhe yachitheka, kwaziwa yibo bonke abakhileyo eJerusalema. Saze sabizwa leso siqinti ngolimi lwabo ukuthi yi-akeldama, okuyikuthi isiqinti segazi. Ngoba kulotshiwe encwadini yamahubo ukuthi umuzi wakhe kawube lunciwa, kungabi khona ohlala kuwo, lokuthi isikhundla sakhe kasithathwe ngomunye. Ngakho-ke omunye kulawa madoda ayehamba lathi kuso sonke isikhathi lapho inkosi uJesu yayihamba phakathi kwethu. Kusukela obhaphathizweni lukaJohane kwaze kwaba lusuku akhutshulwa ngalo kithi, omunye wabo umele abe ngufakazi kanye lathi wokuvuka kwakhe.
Base bemisa ababili, uJosefa othiwa nguBasapha, othiwa futhi nguJustus, loMathias. Base bekhuleka besithi,
Nkosi, wena waziyo inhliziyo zabo bonke abantu, ake utshengise ukuba nguwuphi kulaba ababili omkhethileyo ukuba athathe isikhundla kulinkonzo lobupostoli uJudasi asichiya waya endaweni yakhe.
Base bebenzela inkatho. Inkatho yadla uMathiyasi, wabalwa kanye labapostoli abalichumi lanye. Imisebenzi isahluko sesibili. Wathi selufikile usuku lwePentecosti, babe buthene ndawonye bonke. Wathi kungananzelelwe kwezwakala umdumo ovela ezulwini onjengokuvunguza komoya olamandla. Wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonwa yibo imlini ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo. Zehla zahlala phezu kwalowo nalowo wabo. Base begcwala umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokhu umoya wabanika ukuphumisela. Wakuhlala eJerusalema abaJuda, amadoda akholwayo evela kuzo zonke izizwe ezingaphansi kwezulu. Wathi kuzwakele lowo mdumo, ixuku labuthana ndawonye lamangala ngoba ilowo lalowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwakibo. Bamangala bababuza bathi,
"Khangelani, wonke laba abakhulumayo kayisiwa abaseGalili na? Kungani pho kuba sonke sibezwe bekhuluma ngolimi lwakithi na? AmaPathia, lamaMede, lamaElam, labakhe eMesopotamia, laseJudiya, laseCappadocia, lasePontusi, laseAsia, laseFrigia, lasePamphylia, laseGibithe, lasemazweni aseLibya eduze leKureni, lezihambi ezivela eRoma, labaJuda labezizwe abakholwayo, labaseKrete labaseArabia, siyabezwa bekhuluma ngendimi zakithi ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu."
Bonke bamangala, badideka, bakhulumisana besithi,
"Yikuthini lokhu na?"
Kodwa abanye behlekisana ngabo bathi,
"Basuthi iwayini elitsha."
Kodwa uPetro wasesukuma labalitshumi lanye, waphakamisa ilizwi lakhe, wakhuluma wathi kibo,
"Madoda aseJudiya, lani lonke elihlala eJerusalema, yazini lokho, lilalele amazwi ami. Laba bantu kabadakwanga njengokucabanga kwenu, ngoba kusesekuseni. Kodwa lokhu yikho okwakhulunywa ngumprofeti uJoweli, okokuthi, kuza kuthi ensukwini zokuphela, utsho uNkulunkulu, ngiza kuthela umoya wami phezu kwabantu bonke, amadodana enu lamadodakazi enu azakwazisela, lensizwa zenu zibone imibono, labadala benu baphuphe amaphupho, yebo, laphezu kwenceku zami lencekukazi zami. Ngiza kuthela umoya wami ngalezo nsuku zizakwazisela. Ngiza kuveza izimangaliso ezulwini phezulu, lezibonakaliso emhlabeni phansi, igazi lomlilo lokuthunqa kwentuthu. Ilanga liza kuphenduka umnyama, lenyanga ibe ligazi, lungakafiki usuku olukhulu loludumisekayo lwenkosi. Kuza kuthi ilowo lalowo obiza ibizo lenkosi uza kusiliswa. Madoda ako-Israyeli, zwanini amazwi ami. UJesu waseNazaretha, umuntu ofakazelwe nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamandla langezimangaliso langezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu. Njengalokhu lisazi lina uqobo lwenu, yena lo esenikelwe ngecebo elimisiweyo langokwazi okuphambili kukaNkulunkulu, lambethela lina ngezandla zabangelamthetho lambulala. Yena uNkulunkulu wamvusa esethukulule ubuhlungu bokufa, ngoba kwakungela kwenzeka ukuba abanjwe yikho, ngoba uDavida uthi ngaye, "Ngayibona inkosi phambi kwami njalo njalo, ngoba ingakwesokunene sami ukuze nginganyikinyeki. Ngakho-ke inhliziyo yami yajabula, lolimi lwami lwathokoza, ngitsho lomzimba wami uza kuhlala ngokuthemba, ngoba kawuyikutshiya umphefumulo wami endaweni yabafileyo, njalo kawuyikuvuma ukuba ongcwele wakho abone ukubonga. Wangazisa indlela zokuphila, uza kungigcwalisa ngokujabula ebusweni bakho." Bazalwane, ake ngikhulume kini ngokucacileyo ngokhokho uDavida ukuthi wafa, wambelwa, leliba lakhe lisekhona kithi kuze kube lamuhla. Yena enguprofethi, ekwazi ukuthi uNkulunkulu wafunga ngesifungo kuye ukuba enzalweni yakhe uza kubeka omunye esihlalweni sakhe sobukhosi. Ebonile ngaphambili, wakhuluma ngokuvuka kukaKristu ukuthi kachiwanga endaweni yabafileyo, lenyama yakhe kayikubonanga ukubona. UJesu lo uNkulunkulu wamvusa singofakazi balokho thina sonke. Ngakho ke ephakanyiselwe ngakwesokunene sikaNkulunkulu, esamukele kuyise isithembiso sikaMoya ongcwele. Uthelile lokhu elikubonayo lelikuzwayo. Ngoba uDavida akenyukelanga ezulwini, kodwa yena uqobo lwakhe uthi, "Inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngenze izitha zakho zibe yisigcapha senyawo zakho." Ngakho indlu ka-Israyeli yonke kayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi lo Kristu Jesu lo elambethelayo.
Bathi ukuzwa lokhu bahlabeka enhliziyweni. Bathi kuPetro lakwabanye abapostoli,
"Bazalwane, senze njani na?"
UPetro wathi kubo,
"Phendukani, lipapathizwe lonke ebizweni likaJesu Kristu ukuba lithethelele izono zenu. Kungkhona lizakwamukela isiphiwo sikaMoya ongcwele, ngoba isithembiso ngesenu, lesabantwana benu, lesabo bonke abakhatshana, bonke ezakubabizela kuyo inkosi uNkulunkulu wethu."
Wafakaza langamanye amazwi amaningi, wabalaya wathi,
"Zisiliseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo."
Ngakho abalamukelayo ilizwi lakhe babhaphathizwa, kwengezelelwa ngalolo suku abantu abangaba zinkulungwane ezintathu. Bakhuthalela ukufundisa kwabapostoli, lokuhlangana, lokuhlephula isinkwa, lokukhuleka. Wonke umuntu wehlelwa yikwesaba. Kwenziwa ngabapostoli izimangaliso lezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo babendawonye, behlanganyela izinto zonke, bathengisa izinto zabo lempahla zabo, babelana bonke njengokuswela kwabo. Insuku ngensuku bakhuthalela ngahliziyonye ukuhlangana ethempelini, behlephula isinkwa emakhaya abo, badla ukudla kwabo ngentokozo langenhliziyo emhlophe, bedumisa uNkulunkulu, bethandeka ebantwini bonke. INkosi yengezelela kubo insuku ngensuku labo abasiliswayo. Imisebenzi isahluko sesithathu. UPetro loJohane bakhuphukela ethempelini emini yantambama ngesikhathi sokukhuleka. Kwakulethwa indoda ethile eyisiqhuli kusukela ekuzalweni kwayo. Ababeyibeka insuku ngensuku esangweni lethempeli elithiwa isango elihle ukuba icele iziphiwo kulabo abangenayo ethempelini. Yabona uPetro loJohane beza kungena ethempelini, yacela ukuba iphiwe isiphiwo. UPetro wayijolozela eloJohane wathi,
"Sikhangele."
Yasibakhangela ithemba ukuba izakwamukeliswa ulutho yibo. Kodwa uPetro wathi,
"Isiliva legolide kangilakho, kodwa ngiza kukunika lokho engilakho. Ebizweni likaJesu Kristu waseNazaretha, sukuma uhambe."
Wambamba ngesandla sokunene, wamlulamisa, waqina masinyane inyawo lenqagala zakhe, wasukuma wathi lotho, wema, waqala ukuhamba, wangena labo ethempelini, ehamba, eseqa, edumisa uNkulunkulu. Bonke abantu bambona ehamba, edumisa uNkulunkulu. Bamazi ukuba nguye owayehlalela ukucela iziphiwo esangweni elihle lethempeli. Behlelwa yikwesaba lokumangala ngalokho okwenzeka kuye. Esabambelele kuPetro loJohane, bonke abantu bagijimela kubo ndawonye ethulini elithiwa elikaSolomoni, bemangala kakhulu. Kwangkhona uPetro ebona lokho wathi ebantwini,
"Madoda ako-Israyeli, limangalelani ngalokhu na? Lisijolozelelani ngokungathi ngamandla ethu, ingabe ngokukholwa kwethu simenze ukuba ahambe lumuntu na? UNkulunkulu ka-Abrahama loka Isaka, loka Jakobe, uNkulunkulu wabokhokho uyiphe udumo inceku yakhe uJesu elayinikelayo, layiphika phambi kukaPilato, yena esethanda ukuyikhulula. Kodwa lina lamphika ongcwele lolungileyo, lacela ukuba liphiwe umbulali labulala inkosi yokuphila ayivusayo uNkulunkulu kwabafileyo, esingofakazi bakho thina ngokukholwa ebizweni layo lomuntu elimbonayo lelimaziyo wenziwe waqina, langokukholwa okungoJesu wamukeliswe ukuphila okupheleleyo phambi kwenu lonke. Kodwa bazalwane, ngiyazi ukuba lakwenza lokhu ngokungazi njengababusi benu, kodwa lokho uNkulunkulu akukhuluma ngaphambili ngomlomo wabaprofeti bonke ukuthi uKristu wakhe uza kuhlupheka, ukwenze kwagcwaliseka. Ngakho phendukani libuye futhi ukuze kuhlanjululwe izono zenu, ukuze kufike izikhathi sokuhlumelela ezivela ebusweni benkosi, ukuze ithumele uKristu elimiselweyo uJesu. Okumele ukuba izulu limamukele kuze kufike isikhathi sokubuyisela konke lokhu uNkulunkulu akuchoyo endulo ngomlomo wabaprofeti bakhe abangcwele. UMose wathi inkosi uNkulunkulu iza kulivusela umprofeti kubazalwane benu onjengami, liza kumlalela kukho konke aza kukukhuluma kini. Kuza kuthi wonke umuntu ongayikumlalela lo mprofeti achithwe ebantwini. Yebo, labaprofeti bonke kusukela kuSamuyeli labalandelayo bonke bachumayela ngalezi nsuku, lina lingamadodana abaprofeti lawesivumelano uNkulunkulu asenza labokhokho benu esithi ku-Abrahama, ngenzalo yakho ziza kubusiswa zonke izizukulwana zomhlaba. UNkulunkulu eseyivusile inceku yakhe wayithumela kini kuqala ukulibusisa ngokuliphendula ilowo lalowo ebubini bakhe.
Imisebenzi isahluko sesine. Wathi besakhuluma ebantwini, abapristi lenduna yethempeli labasadusi babafikela benengekile ngoba babefundisa abantu beshumayela ukuvuka kwabafileyo ngoJesu. Bababamba babafaka entolongweni kwaze kwaba kusasa ngoba kwase kuhlwile. Kodwa abanengi abalizwayo ilizwi bakholwa, ubunengi bamadoda babungabazi inkulungwane ezinhlanu. Wathi kusasa kwabuthana eJerusalema ababusi labadala lababhali kanye lo-Anasi umpristi omkhulu, loKhayafasi, loJohane, lo-Aleksandro, labo bonke abendlu yompristi omkhulu. Sebebamise phakathi kwabo bababuza bathi,
lokhu likwenze ngawaphi amandla, ingabe ngaliphi ibizo na?
Kwangikhona uPetro egcwele umoya ongcwele wathi kubo,
babusi babantu labadala, nxa sibuzwa lamuhla ngomsebenzi omuhle owenziweyo emuntwini oyisilima ukuba yena usiliswe ngani, yazini lonke kanye laso sonke isizwe sako-Israyeli ukuthi ngebizo likaJesu Kristu waseNazaretha elambethelayo, amvusayo kwabafileyo uNkulunkulu, ngaye lumuntu umi phambi kwenu esesilile. UJesu lo uyilitshe elaliwa ngabakhe, kodwa eseliyinhloko yengosi. Kakukho ukusiliswa ngomunye, ngoba kalikho elinye ibizo ngaphansi kwezulu elinikiweyo ebantwini esingasiliswa ngalo.
Wathi bebona isibindi sikaPetro loJohane, besazi ukuthi kabafundanga, bangabantu nje, bamangala, babazi ukuba babeloJesu, kodwa bebona umuntu osilisiweyo emi labo, babengela kuphika ulutho. Kodwa sebebalayile ukuba baphume emphakathini bakhulumisana bodwa besithi,
siza kubenza njani laba bantu na?
ngoba kusobala kubo bonke abahlezi eJerusalema ukuthi isibonakaliso esidumisekayo senziwa yibo. Singekuphike.
Kodwa ukuze kungabi kusanda phakathi kwabantu, asibaqonqosele ukuthi bangabe besakhuluma la muntu ngaleli bizo.
Basebe babiza, babalaya ukuthi bangakhulumi, bangafundisi lakanye ngebizo likaJesu. Kodwa uPetro loJohane babaphendula bathi,
yahlukanisani lina ukuba kulungile yini phambi kukaNkulunkulu ukulalela lina kulokulalela uNkulunkulu.
Ngoba thina kasila kuyekela ukukhuluma ngalokho esikubonileyo lesikuzwileyo.
Kwathi sebebaqonqosele futhi babayekela, kabafumananga indlela yokubatshaya ngoba bonke abantu basebedumisa uNkulunkulu ngalokho okwenzekileyo. Ngoba umuntu esenziwa kuye lesi sibonakaliso sokusilisa wayeleminyaka edlula amashumi amane. Wathi sebeyekelwe basuka baya kwabakibo, bababikela ngalokhu abapristi abakhulu labadala abakushiloyo kubo. Wathi bona sebekuzwile baphakamisela ilizwi labo ngenhliziyo nye kuNkulunkulu bathi,
Nkosi Somandla, wena owenza izulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukukho, owatsho ngomoya ongcwele ngomlomo kwakhokho uDavida, inceku yakho wathi, kungani ukuba abezizwe baxokozele? Labantu banakane okuyizena, amakhosi omhlaba azihlela, lababusi bahlangana ndawonye ukuhlanganyela inkosi logcotshiweyo wayo. Ngoba impela kulomuzi uHerodi loPontius Pilato kanye labezizwe labantu bako-Israyeli bahlangana ndawonye ukuhlanganyela inceku yakho engcwele uJesu owamgcobayo, ukwenza lokho okwamisa phambili isandla sakho lecebo lakho ukuba kwenzeke. Ngakho ke Nkosi, khangela ukusonga kwabo, unike inceku zakho ukuba zikhulume ilizwi lakho ngesibindi sonke, ngokwelula isandla sakho ukusilisa. Kwenziwe izibonakaliso lezimangaliso ngebizo lenceku yakho engcwele uJesu.
Wathi sebekhulekile, kwazanyazanyiswa indawo ababebuthene kuyo, bagcwaliswa ngomoya ongcwele bonke, bakhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngesibindi. Ixuku labakholwayo lalinhliziyo nye lomoya munye, kungekho loyedwa owathi impahla zakhe zingezakhe, kodwa abahlanganyela izinto zonke. Abapostoli baveza ngamandla amakhulu ubufakazi babo ngokuvuka kwenkosi uJesu, lomusa omkhulu waba phezu kwabo bonke. Kwakungekho oswelayo phakathi kwabo, ngoba bonke ababelemihlaba ingabe izindlu bazithengisa, baletha imali yalokho okuthengisiweyo, bayibeka ngasenyaweni zabapostoli, kwaba yilowo lalowo wabelwa njengokuswela kwakhe. Kwathi uJosefa owabizwa ngabapostoli ngokuthi nguBhanabhasi, okuyikuthi indodana yokududuza, umlevi waseKuprosi ngokuzalwa elesiqinti, wasithengisa, waletha imali, wayibeka ngasenyaweni zabapostoli. Imisebenzi isahluko sesihlanu. Kodwa indoda ethile, uAnania ibizo layo, loSafira umkayo, bathengisa indawo, yagodla enye yemali, lomkayo ekwazi yaletha ingxenye ethile, yayibeka ngasenyaweni zabapostoli. Kodwa uPetro wathi,
Ananiya, kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho, uqambe amanga kumoya ongcwele, ugodle ingxenye yemali yelizwe na? Lisekhona lalingesilo elakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekeleni leyo nto enhliziyweni yakho? Kawuqambanga amanga ebantwini kodwa kuNkulunkulu.
Wathi uAnania esizwa lamazwi, wawela phansi wafa. Uwesaba okukhulu kwehlela bonke abakuzwayo lokhu. Insizwa zasuka zamgoqela, zamthwalela ngaphandle, zamngcwaba. Sekudlule izibanga ezintathu kwangena umkakhe engakwazi okwenzakeleyo. UPetro wasesithi kuye,
Ngitshele ukuba ilizwe lilithengise ngokungaka na?
Wathi,
yebo ngokungaka.
Wangkhona uPetro wathi kuye,
kungani livumelene ngokulinga umoya wenkosi na? Khangela, inyawo zabambele indoda yakho zisemnyango, lawe baza kukuthwalela ngaphandle.
Khonoko wasewela phansi ngasenyaweni zakhe, wafa. Insizwa zangena, zamfumana esefile, zamthwalela ngaphandle, zambela phansi kwendoda yakhe. Ukwesaba okukhulu kwehlela lonke ibandla labo bonke abazizwayo lezi zinto. Kwenziwa izibonakaliso lezimangaliso eziningi ebantwini ngezandla zabapostoli, babenhliziyo nye bonke ethulini likaSolomon. Kodwa kwabanye kwakungekho olesibindi sokuzihlanganisa labo. Kodwa abantu babe bahlonipha kakhulu. Kwengezelelwa kakhulu abakholwayo enkosini, abaningi abesilisa labesifazane. Baze bakhuphela phandle emigwaqweni abagulayo, bababeka emathaleni lemacansini, ukuze kuthi lapho uPetro esiza, isithunzi sakhe nje sibasithe abanye babo. Abantu abaningi abavela emzini ezingelezele iJerusalema babuthana beletha abagulayo abangenwe ngomoya ababi, basiliswa bonke. Kwase kusuka umpristi omkhulu labo bonke ababelaye abangabehlelo labasaduzi. Bagcwala umona, bababamba abapostoli, babafaka entolongweni. Kodwa ebusuku isithunywa senkosi savula iminyango yentolongo, sabakhupha, sathi,
hambani, lime ethempelini likhulume ebantwini wonke amazwi alokhu kuphila.
Wathi sebezwile lokhu, bangena ethempelini emadabukakusa, bafundisa. Wase kufika umpristi omkhulu lalabo ababelayo. Babizela ndawonye umphakathi wabo bonke abadala bako-Israyeli. Bathumela entolongweni ukuba balethwe. Kodwa kwathi amanxusa efika kawawaficanga entolongweni, abuyela emuva abika athi,
intolongo siyifumene ivaliwe, iqinile, labalindi bemi eminyango, kodwa sesivulile, kasificanga muntu phakathi.
Wathi ukuba induna yethempeli labapristi abakhulu bezwe lamazwi, badideka kakhulu ngawo, bamangala ukuba lokhu kuzacina ngani. Kwase kufika omunye wabatshela wathi,
khangelani, amadoda ebeliwafake entolongweni emi ethempelini ayafundisa abantu.
Yasiphuma induna lamanxusa, baya babathatha bengababambi ngamandla ngoba besaba ukukhandwa ngamatshe ngabantu. Sebebalethile babamisa phambi komphakathi, umpristi omkhulu wababuza wathi,
salilayisisa ukuba lingafundisi ngebizo leli, kodwa khangelani, seligcwalise iJerusalema ngemfundiso yenu, liqonde ukwehlisela igazi lalumuntu phezu kwethu.
Kodwa uPetro labapostoli baphendula bathi,
simele ukulalela uNkulunkulu kulokulalela abantu. UNkulunkulu wabokhokho wamvusa uJesu elambulala ngokumphanyeka esiphambanweni. Yena uNkulunkulu wamphakamisela ngakwesokunene sakhe abe yinkosi lomsilisi ukuba anike u-Israyeli ukuphenduka lokuthethelelwa kwezono. Thina singofakazi balezi zinto, kanye lomoya ongcwele uNkulunkulu amnike labo abamlalelayo.
Wathi bona sebezwile lokhu bathukuthela, bafuna ukubabulala. Kwase kusukuma umfarisi othile emphakathini, uGamaliyeli ibizo lakhe, umfundisi womlayo, ohlonitshwa yibo bonke abantu, walaya ukuba amadoda akhutshelwe phandle okwesikhatshana, wasesithi kubo,
madoda ako-Israyeli, qaphelani kulokhu eliza kukwenza kulaba bantu. Ngoba ngaphambi kwalezi zinsuku kwasuka uTewuda wazitshaya umuntu omkhulu, amlandela amadoda angaba ngamakhulu amane, kodwa wabulawa. Wathi labo ababemlandela bachitheka, baphela. Emva kwakhe kwasuka uJudasi waseGalile ensukwini zokubalwa, wahola abantu ukuba bamlandele, laye wafa. lalabo bonke ababemlandela bachitheka. Ngakho ke ngithi kini, dedani kulaba bantu, libayekele ngoba uba leli cebo lalomsebenzi ungowabantu uza kuchitheka. Kodwa uba ungokaNkulunkulu, kalikuba lamandla okuwuchitha, funa lifunyaniswe lingabalwayo loNkulunkulu.
Basebemvumela, sebebabizile abapostoli babashaya, babalaya ukuba bangakhulumi ngebizo likaJesu, babakhulula. Ngakho basuka phambi komphakathi bethokoza, ngoba babefanele ukudunyazwa ngenxa yalelo bizo. Insuku zonke ethempelini lasekhaya kabayekelanga ukufundisa lokuchumayela ngoJesu ukuthi unguKristu. Imisebenzi isahluko sesithupha. Wathi ngalezo nsuku abafundisi bandile, kwavela ukusola phakathi kwabaJuda abakhuluma isiGriki lamaHebheru, ngoba abafelwakazi babo babencishwa ekwabelweni kwensuku ngensuku. Abalishumi lambili basebebiza ibandla labafundi bathi,
kakulunganga ukuba thina sichiye ukuchumayela ilizwi likaNkulunkulu sisebenze ematafuleni.
Ngakho-ke bazalwane, khethani phakathi kwenu amadoda ayisikhombisa alodumo oluhle agcwele umoya lokuhlakanipha esiza kuwamisela lumsebenzi. Kodwa thina sizakhuthala ekukhulekeni lenkonzweni yelizwi.
Lelo lizwi lathokozisa lonke ibandla. Basebekhetha uStefane, indoda egcwele ukukholwa lomoya ongcwele, loFilipu, loProkoro, loNikanori, loTimoni, loPamena, loNikola, ikholwa labezizwe elivela eAntiyokhi. Babamisa phambi kwabapostoli, bakhuleka, bababeka izandla zabo phezu kwabo. Ilizwi likaNkulunkulu landa, lobuningi babafundi bakhula kakhulu eJerusalema, labapristi abaningi bakholwa. UStefane egcwele umusa lamandla wenza izimangaliso lezibonakaliso ezinkulu phakathi kwabantu. Wasekusuka abanye abesinagoge elithiwa elabe Libertina, labaseKurene, labaseAlexandria, labavela eKilikia, labaseAsia, baphikisana loStefane, kodwa babengelamandla okumelana nokuhlakanipha lomoya ayekhuluma ngawo. Basebehlawula abantu abavuma ukuthi bathi,
simzwile ekhuluma amazwi ayinhlamba ngoMose langoNkulunkulu.
Bavusa abantu labadala lababhali, bamfikela, bambamba, bamleta phambi komphakathi, bamisa ofakazi bamanga abathi,
lo muntu kayekeli ukukhuluma amazwi ngalindawo engcwele langomlayo, ngoba simzwile esithi uJesu lo waseNazaretha uza kudiliza lindawo aphendule lemikhuba uMose asinika yona.
Bonke ababehlezi emphakathini bamjolozela, babona ubuso bakhe bungathi ngobesithunywa. Imisebenzi isahluko sesikhombisa. Umpristi omkhulu wasesithi,
lembala lokhu kunjalo na?
UStefane wathi,
bobaba labazalwane, lalelani. UNkulunkulu wenkazimulo wabonakala kubaba u-Abrahama eseMesopotamiya engakakhi eHarani. Wathi kuye, suka elizweni lakini lasezihlotsheni zakho uye elizweni engiza kukutshengisa lona. Wasesuka elizweni lamaKhaladiya wakha eHarani. Kwathi ngemva kokufa kukayise, uNkulunkulu wamsusa lapho wamhlalisa kuleli lizwe elakhe kilo lina. Kodwa akamnikanga ilifa kilo, ngitsho lelingangonyawo, kodwa wathembisa ukumnika lona libe ngelakhe lelenzalo yakhe emva kwakhe. Lanxa wayengakabi lamntwana, uNkulunkulu wakhuluma kanje wathi, inzalo yakho iza kuhlala elizweni labanye abaza kuyenza izigqili, bayiphathe kubi iminyaka engamakhulu amane. Kodwa leso sizwe abaza kuba izigqili kuso ngiza kusilahla mina, kutsho uNkulunkulu. Emva kwalokho baza kuphuma bangikhonze kulindawo. Wasemnika isivumelwano sokusoka. Ngakho-ke u-Abrahama wazala u-Isaka. wamsoka ngosuku lwesificamine mbili. U-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala okhokho abalithumi lambili. Okhokho babelomona ngoJosefa, bamthengisa eGibhithe, kodwa uNkulunkulu wayelaye, wamkhulula kuzo zonke inhlupheko zakhe. Wamnika umusa lokuhlakanipha phambi kukaFaro inkosi yaseGibhithe. Yena wamenza abe umbusi weGibhithe lowendlu yakhe yonke. Kwasekufika indlala elizweni lonke laseGibhithe lalaseKanani. Lokuhlupheka okukhulu, okhokho baswela ukudla. UJakobe esezwile ukuba kukhona amabele eGibhithe, wathumela okhokho kokuqala. Ngokwesibili uJosefa waziveza kubafowabo. Labakibo kaJosefa babonakaliswa kuFaro. UJosefa wasethumela ukubiza uyise uJakobe lazo zonke izihlobo zakhe, abantu abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu. UJakobe wehlela eGibhithe, wafela khona yena labokhokho, wathwalela eShekema, bangcwatshwa khona elibeni uAbrahama ayelithenge ngemali yesidiva, kumadodana kaHamori eShekema. Kwathi sesisondele isikhathi sesithembiso uNkulunkulu ayesenze ku-Abrahama, banda abantu, baba baningi eGibhithe, kwaze kwavela enye inkosi eGibhithe eyayingamazi uJosefa. Yona yasiphatha ngobuqili isizwe sakithi, yabahlupha okhokho ngokubalahlisa abantwana babo ukuze bangaphili. Ngaleso sikhathi kwazalwa uMose, waba muhle phambi kukaNkulunkulu, wondliwa endlini kayise inyanga ezintathu. Eselahliwe, indodakazi kaFaro yamthola, yazondlela yena ukuba abe indodana yayo. UMose wafundiswa konke ukuhlakalipha kwamaGibhithe, waba lamandla ngamazwi langemisebenzi yakhe. Kwathi eseleminyaka engamachumi amane ezelwe, kwafika enhliziyweni yakhe ukuba ahambele abafowabo, abako-Israyeli. Wabona omunye wabo ephathwa kubi, wamvikela ekuhlutshweni ngokutshaya umGibhithe, wambulala. Wayethemba ukuba abafowabo bazaqedisisa ukuthi uNkulunkulu ubanika inkululeko ngesandla sakhe, kodwa akabaqedisisanga. Ngosuku olulandelayo wafica ababili besilo, wazama ukubalamula wathi, "Madoda lingabazalwane, liphathanelani kubi na?" Kodwa lowo owayemona umakhelwana wakhe wasunduza esithi, "Ubekwe ngubani ukuba ube ngumbusi lomthonisisi phezu kwethu na? Usufuna ukungibulala lami, njengokuba ubulele umGibhithe izolo na?" Ngenxa yala amazwi uMose wabaleka, waba ngowezizwe elizweni laseMidiyani, lapho azala khona amadodana amabili. Kwathi sekudlule iminyaka engamachumi amane, kwabonakala kuye enkangala yasentabeni iSinayi isithunywa phakathi kwelangabi lomlilo esihlahleni. Kwathi uMose sekubonile wamangala, esasondela ukuba acinge, kwezwakala ilizwi lenkosi lathi, "NginguNkulunkulu wabokhokho benu, uNkulunkulu ka-Abrahama, lo-Isaka, lo-Jakobe." UMose wathuthumela, kazaba lesibindi sokukhangela. Inkosi yathi kuye, "Khumula amanyathelo enyaweni zakho, ngoba indawo omikiyo ingumhlabathi ongcwele. Ngikubonile impela ukuhlutshwa kwabantu bami abaseGibhithe. Ngizwile ukububula kwabo. Ngehlile ukuba ngibakhulule. Wozake, ngiza kukuthuma eGibhithe." UMose lo abamalayo besithi, "Ubekwe ngubani ukuba ube ngumbusi lomthonisi na?" Nguye uNkulunkulu amthumayo ngesandla sesithunywa esabonakala kuye esihlahleni ukuba abe ngumbusi lomkhululi. Yena lowo wabakhupha esenze izimangaliso lezibonakaliso eGibhithe, lasolwandle olubomvu, lasenkangala iminyaka engamachumi amane. Nguye lo uMose owathi kwabako-Israyeli, "UNkulunkulu uza kulivusela umprofeti kubazalwane benu onjengami." Nguye lo owayesebandleni enkangala kanye lesithunywa, ekhuluma laso entabeni iSinayi kanye labokhokho, wamukela amazwi okuphila ukuze asinike thina. Okhokho kabavumanga ukumlalela, kodwa bamsunduzela eceleni, babuyela eGibhithe ngenhliziyo zawo. Bathi ku-Aaron, "Senzele onkulunkulu abazawuhamba phambi kwethu, ngoba uMose lo owasikhupha elizweni laseGibhithe kasazi ukuba wehlelwe yini." Benza ithole ngalezo nsuku, baletha umhlatshelo esithombeni, bajabula ngemsebenzi yezandla zabo. Kodwa uNkulunkulu wabafulathela, wabanikela ukuba bakhonze izinkanyezi, njengokulotshiweyo encwadini yabaprofethi ukuthi, laletha kimi imihlatshelo leminikelo iminyaka engamachumi amane enkangala, linandlu ka-Israyeli na? Athi, lathatha ithente likaMoloki, lenkanyezi kaNkulunkulu wenu uRefani, imifanekiso elayenza ukuba likhuleke kuyo. Ngiza kulithuthela ngaphambili kweBhabhiloni. Okhokho babelalo ithente lobufakazi enkangala, njengokulayela kwalowo owakhuluma kuMose ukuba alenze ngomfanekiso ayewubonile. Okhokho kanye loJoshua balamukela balingenisa elizweni lezizwe uNkulunkulu azixosha phambi kwabo. Lalikhona kwaze kwaba sensukwini zikaDavida. Yena wafumana umusa emehlweni kaNkulunkulu. Wacela ukuzuzela uNkulunkulu kaJakobe idumba, kodwa nguSolomoni owamakhela indlu. Kanti ophezu wonke kahlali ezindlini ezenziwe ngezandla, njengokutsho komprofethi ukuthi, izulu liyisihlalo sami sobukhosi, lomhlaba uyisigcabha senyawo zami. Liza kungakhela indlu enjani, kutsho iNkosi, ingabe yiphi indawo yami yokuphumula na? Isandla sami kasizenzanga zonke lezi zinto na? Lina abanhliziyo ezilikhulu, abangasokanga enhliziyweni lesendlebeni, limelana njalo lomoya ongcwele, njengabokhokho benu linjalo lani. Nguphi owaprofethi okhokho benu abangamzingelanga na? Bababulala labo abamemezela ngaphambili ukuza kolungileyo, eselimnikele lambulala, lina elamukela umlayo ngokulaya kwezithunywa, kodwa kaliwulondolozanga.
Bathi sebezwile lezi zinto, bahlabeka enhliziyweni, bamgedlela amazinyo. Kodwa yena egcwele umoya ongcwele wajolozela ezulwini, wabona inkazimulo kaNkulunkulu, loJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, wathi,
khangelani, ngibona izulu livulekile, le ndodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu.
Kodwa bamemeza ngelizwi elikhulu, bavala indlebe zabo, bonke batheleka phezu kwakhe, basebemkhuphela ngaphandle komuzi, bamkhanda ngamatshe. Ofakazi babeka ingubo zabo ngasenyaweni zensizwa ethiwa nguSawuli, bamkhanda ngamatshe uStefane ekhuleka esithi,
Nkosi Jesu, yamukela umoya wami.
Waseguqa phansi, bamemeza ngelizwi elikhulu esithi,
Nkosi, ungababaleli lesi sono.
Esetshilo lokhu wafa. Imisebenzi, isahluko sesificaminwembili. USawuli wayevumelene labo ngokubulawa kwakhe. Ngalolo suku kwasuka ukuzingelwa okukhulu kwebandla laseJerusalema, bahlakazeka bonke ngaphandle kwabapostoli emazweni aseJudiya laseSamaria. Amadoda akholwayo ambela uStefane amkhalela kakhulu, kodwa uSawuli walichitha ibandla, engena ezindlini ngezindlu, ehudula abesilisa labesifazana, ebafaka entolongweni. Abahlakazekileyo bahamba beshumayela ivangeli. UFiliphu wehlela emzini waseSamaria, washumayela kubo ngoKristu. Amaxuku alalela nganhliziyonye okwakhulunywa nguFiliphu, esizwa ebona izibonakaliso azenzayo, ngoba baphuma omoya ababi kwabaningi ababengenwe yibo. Bememeza ngelizwi elikhulu, labanengi ababeyizilima lababeyiziqhuli basiliswa. Kwaba khona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi. Kwakukhona indoda ethiwa nguSimoni, eyayikade isenza imilingo kulowo muzi. Yasimangalisa isizwe samaSamaria, izichaya umuntu omkhulu. Bamlalela bonke kusukela kwabancinyane kuze kube kwabakhulu, besithi,
Lo uyilawo amandla kaNkulunkulu athiwa makhulu.
Bamlalela ngoba wabamangalisa isikhathi eside ngemilingo yakhe. Kodwa kwathi ukuba bakholwe uFiliphu eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu langebizo likaJesu Kristu, babhaphathizwa abesilisa labesifazane. Lo Simoni laye wakholwa. Esebhaphathiziwe, wanamathela kuFiliphu, wamangala ebona izibonakaliso lezimangaliso ezinkulu ezazisenziwa. Kwathi ukuba abapostoli abaseJerusalema bezwe ukuthi iSamaria ilamukele ilizwi likaNkulunkulu, bathumela kubo uPetro loJohane. Sebefikile khona babakhulekela ukuba bamamukele umoya ongcwele, ngoba wayengekehleli lakoyedwa wabo, kodwa babesabhaphathizwe ebizweni lenkosi uJesu kuphela. Basebe babeka izandla zabo phezu kwabo, bamamukela umoya ongcwele. USimoni esebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya ongcwele, waletha imali kubo esithi,
"Ngipheni lami lawo mandla ukuze kuthi lowo engibeka izandla zami phezu kwakhe amukele umoya ongcwele."
Kodwa uPetro wathi kuye,
"Isiliva sakho kasibhubhe kanye lawe, ngoba uthi isiphiwo sikaNkulunkulu singathengwa ngemali, ngoba kawulasabelo lelifa kuleli lizwi, ngoba inhliziyo yakho kayilunganga phambi kukaNkulunkulu. Ngakho ke phenduka kulobu bubi bakho, ucele inkosi ukuthi uba kungenzeka uthethelelwe iminakano yenhliziyo yakho, ngoba ngibona ukuthi ulomona omubi ubochiwe yisono."
USimoni wasemphendula esithi,
"Ngikhulekelani lina enkosini ukuze ngingehlelwa ngolunye lwalezi zinto elizichiloyo."
Kuthe sebefakazile bekhulumile ilizwi lenkosi, babuyela eJerusalema behamba bechumayela ivangeli emizini eminengi yamaSamaria. Isithunywa senkosi sathi kuFiliphu,
"Suka uye ngaseningizimu endleleni esuka eJerusalema isiya eGaza, yona iyinkangala."
Wasesuka ehamba, wasebona umuntu waseEthiopia, umthenwa, induna enkulu kaKhandake, inkosikazi yaseEthiopia, eyayiphatha impahla yakhe yonke, yayifikile eJerusalema ukukhuleka, yayisibuyela ihlezi enqoleni yayo, ifunda umprofethi u-Isaya. Umoya wathi kuFiliphu,
"Sondela uhambe lalinqola."
Ngakho uFiliphu wasegijimela kuyo, wayizwa ifunda umprofethi u-Isaya, wathi,
"Uyaqedisisa kambe lokho okufundayo na?"
Yathi,
"Ngingaqedisisa kanjani kungekho ongiqondisayo na?"
Yamcela uFiliphu ukuba akhwele ahlale laye. Isahlukwana sombhalo eyayisifunda yilesi esithi,
"Walethwa ekuhlatshweni njengemvu, njengewundlu lithule phambi komgundi walo, kunjalo kawuvulanga umlomo wakhe. Ekuthobeni kwakhe ukuthonisiswa kwakhe kwasuswa. Ngubani ongalandisa isizukulwane sakhe na? Ngoba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni."
Induna yathi kuFiliphu,
"Ngiyakucela, umprofethi ukhuluma lokhu ngobani lapha na? Uyazitsho yena ingabe omunye na?"
UFiliphu wavula umlomo wakhe, eqala kulowo mbhalo wamchumayeza ivangeli ngoJesu. Kwathi besahamba endleleni, bafika emanzini, induna yathi,
"Khangela, nanka amanzi, kwalani ukuba ngibhaphathizwe na?"
UFiliphu wathi kuyo,
"Uba ukholwa ngenhliziyo yonke, kungenzeka."
Yaphendula yathi,
"Ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu."
Walaya ukuba inqola ime. Behla bobabili bangena emanzini, uFiliphu lenduna, wayibhaphathiza. Wathi sebekhukhulile emanzini, umoya wenkosi wamsusa uFiliphu, kayabe isambona induna, kodwa yahamba ngendlela yayo ithokoza. Kodwa uFiliphu wafunyanwa e-Azotu, wahamba eshumayela ivangeli kuyo yonke imizi, waze wafika eKhesariya. imisebenzi isahluko seficamini munye. USawuli esafutheka ngokusongela lokubulala abafundi benkosi. Waya kumpristi omkhulu wacela incwadi zokuya eDamaseko emasinagogeni ukuze kuthi uba efumana abantu baleyo ndlela. Abesilisa labesifazana abalethe eJerusalema bebotshiwe. Kwathi ekuhambeni kwakhe esesondele eDamaseko waphazima masinyane incwa zonke ukukhanya okuvela ezulwini. Wawela phansi wezwa ilizwi lisithi kuye,
Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na?
Wathi,
ungubani Nkosi?
Yathi,
nginguJesu omzingelayo. Kodwa sukuma ungene emzini, uzakutshelwa lokhu omele ukukwenza.
Amadoda ayehamba laye ayemi engelakukhuluma ngoba ezwa ilizwi kodwa engaboni muntu. USawuli wasevuka phansi. Wathi esevule amehlo akhe kabe esabona. Ngakho basebembamba ngesandla bamusa eDamaseko. Kwaba zinsuku ezintathu engaboni, engadli, enganathi. Kwakukhona eDamaseko umfundi othile othiwa nguAnaniya. Inkosi yathi kuye ngombono,
Ananiya?
Yena wathi,
ngikhona Nkosi.
Inkosi yathi kuye,
suka uye endleleni ethiwa iqondile udinge endlini kaJudasi umuntu othiwa nguSawuli waseThasusi. Uzamfumana ekhulela. Ubonile ngombono umuntu othiwa nguAnaniya engena ebeka izandla zakhe phezu kwakhe ukuba abone.
Kodwa uAnaniya wathi,
Nkosi, ngizwile ngabaningi ngalowo muntu konke okubi akwenzileyo kwabangcwele bakho abaseJerusalema. Lalapha ulamandla avela kubapristi abakhulu okubopha bonke labo abakhuleka ebizweni lakho.
Kodwa inkosi yathi kuye,
hamba, ngoba lowo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha ibizo lami phambi kwezizwe lamakhosi labako-Israyeli. Ngoba mina ngiza kumtshengisa konke amele ukuhlutshwa ngakho ngenxa yebizo lami.
Ngakho uAnaniya wasuka wangena endlini wabeka izandla zakhe phezu kwakhe esithi,
Sawuli mzalwane, inkosi uJesu ebonakale kuwe endleleni oze ngayo. Ungithumile ukuba ubuye ubone, ugcwaliswe ngomoya ongcwele.
Wahle kwawa emehlweni akhe kwangathi izinkwethu. Wabona, wasukuma, wabhaphathizwa, esedlile wathola amandla. Wahlala labafundi baseDamaseko insuku ezithile. Masinyane emasinagogeni abo washumayela ngoJesu esithi uyindodana kaNkulunkulu. Bonke abezwayo bamangala besithi,
lo kayisuye yini owachitha eJerusalema bonke labo abakhulekayo kuleli bizo? Lalapha uzele khona lokho ukuba abathathe abase kubapristi abakhulu bebotshiwe na?
Kodwa uSawuli wakhula kakhulu emandleni, wabehlula abaJuda abakhileyo eDamaseko eqinisa ukuthi uJesu unguKristu. Sekudlule insuku eziningi, abaJuda benza icebo ukuba bambulale. Kodwa icebo labo laziwa nguSawuli. Babemlindele emasangweni emini lebusuku ukuba bambulale. Kodwa abafundi bamthatha ebusuku bamehlisela ngaphandle komthangala ngesilulu. Esefikile eJerusalema wazama ukuzihlanganisa labafundi. Kodwa bonke bamesaba, bengakholwa ukuba ungumfundi. Kodwa uBarnabasi wamthatha wamusa kubapostoli, wabalandisela ukuthi uyibonile inkosi endleleni, lokuthi ikhulumile kuye, lokuthi eDamaseko uchumayele ngesibindi ngebizo likaJesu. Wahlala labo eJerusalema, ephuma engena phakathi kwabo echumayela ngesibindi ngebizo lenkosi, ekhuluma ephikisana labaJuda abakhuluma isiGriki. Bona bazama ukumbulala. Abazalwane sebekwazi lokho bamehlisela eKesariya bamthumela eThasusi. Ngakho ibandla laba lokuthula kulo lonke elaseJudiya, lelaseGalili, lelaseSamariya, lakheka, lihamba ngokwesaba kwenkosi, landa ngokuqiniswa ngumoya ongcwele. Wathi uPetro ehambela izindawo zonke, wafika lakwabangcwele abahlala eLida, wafumana khona indoda ethiwa nguEneya, eyayiyisilima isilele ecansini iminyaka eficaminwe mbili. UPetro wathi kuye,
"Eneya, uJesu Kristu uyakusilisa. Vuka wendlule icansi lakho."
Wasevuka masinyane, bambona bonke abakhileyo eLida leSaroni, baphendukela enkosini. Kwakukhona eJopa umfundikazi othiwa nguThabitha, okuyikuthi ngudokazi. Wayelemisebenzi emihle lokusiza abayanga. Kulezo nsuku wagula, wafa, sebemgezisile bamlalisa endlini ephezulu. Njengoba iLida laliseduze leJopa, abafundi sebezwile ukuthi uPetro ukhona lapho, bathumela amadoda amabili kuye bemncenga besithi,
"Ake uze kithi ungaphuzi."
UPetro wasesuka wahamba labo. Esefikile, bamthatha bamusa endlini ephezulu. Bonke abafelwakazi bemalaye ekhala, bemtshengisa izambatho lengubo udokazi ayezenzile eseselabo. UPetro wasebakhuphela phandle bonke, eguqa ngamadolo wakhuleka, wasephendukela esidunjini esithi,
"Thabitha, vuka."
Wasevula amehlo akhe, wabona uPetro walulama. Yena wambamba ngesandla, wamsukumisa, wasebiza abangcwele labafelokazi, wambeka phambi kwabo esilili. Bezwakala kulo lonke iJopa, abaningi bakholwa enkosini. Wahlala eJopa insuku eziningi loSimoni umkhuhli. Imisebenzi isahluko sechumi. Kwakukhona eKesariya indoda ethiwa nguKornelia, eyinduna yekhulu yebutho elithiwa elase-Italiya. Wayeyindoda ekholwayo lemesabayo uNkulunkulu kanye lendlu yayo yonke, inika abaJuda abangabayanga iziphiwo eziningi, ikhuleka futhi kuNkulunkulu. Wathi ngesikhathi semini yantambama, yabona embonweni isithunywa sikaNkulunkulu singena kuyo sisithi,
"Cornelia."
Wasijolozela esesaba wathi,
"Kuyini Nkosi?"
Sathi kuye,
"Imikhuleko yakho leziphiwo zakho kufinyelele kuNkulunkulu kwaba yisikhumbuzo phambi kwakhe. Ngakho ke thuma amadoda eJopa alande uSimoni othiwa nguPetro. Yena ungenisile kuSimoni umkhuhli ondlu yakhe ingasolwandle."
Sesihambile isithunywa ebesikhuluma laye, wabiza ababili kwabendlu yakhe lowebutho okholwayo kulabo ababehlala laye. Walandisa konke wabathuma eJopa. Kusasa besahamba sebesondela emzini, uPetro wenyukela phezu kwendlu ukuyakhuleka. Kwakusemini, walamba, wafuna ukudla. Kwathi besamlungisela wehlelwa yisiyezi. Wabona izulu livulekile lolutho olunjengengubo enkulu lusehliselwa ngamasondo amane emhlabeni. Kwakukhona kulo zonke inhlobo zezidalwa ezihambayo, lezihuquzelayo, leziphaphayo. Kwezwakala ilizwi lisithi kuye,
"Petru, vuka, uhlabi, udle."
Kodwa uPetro wathi,
"Hashi, Nkosi, ngoba kangizake ngidle into embi lengcolileyo."
Ilizwi laphinda ngokwesibili lathi kuye,
"Lokho uNkulunkulu akuhlambululeyo, ungatsho wena ukuthi kubi."
Lokhu kwaphindwa kathathu, ulutho lolo lwabuyiselwa ezulwini. UPetro esadidekile engqondweni yakhe ngokuthi ngabe uyini lowo mbono awubonileyo, wafika amadoda ayethunywe nguKornelia, esebuzile indlu kaSimoni ema ngasesangweni. Amemeza ebuza ukuthi uSimoni othiwa nguPetro ungenisile lapho yini. Wathi uPetro esanakana ngombono, umoya wathi kuye,
"Khangela, amadoda amabili ayakufuna. Sukuma, wehle, uhambe lawo. Ungathandabuzi, ngoba yimi engiwathumileyo."
UPetro wasesehlela kuwo wathi,
yimi elimfunayo, indaba bani eliza ngayo na?
Bathi,
uKornelia induna yekhulu, indoda elungileyo lemesabayo uNkulunkulu, ehlonitshwa yiso sonke isizwe sabaJuda, walayelwa isithunywa esingcwele ukuba akubizele endlini yakhe ezwe amazwi kuwe.
Wasebangenisa endlini bahlala laye. Kusasa wasuka wahamba labo. Labazalwane abathile baseJopha bamphelekezela. Ngosuku olulandelayo bangena eKesariya. UKornelia wayebalindele esebizile izihlobo zakhe labangane bakhe. Wathi ukuba uPetro angene, uKornelia wamhlangabeza, wawela phansi ngasenyaweni zakhe, wamkhonza. Kodwa uPetro emphakamisa wathi,
"Sukuma, lami ngingumuntu nje."
Esakhuluma layo wangena, wafumana abantu abaningi bebuthene. Wathi kubo,
"Liyazi ukuba akuvunyelwa ukuba umuntu ongumJuda ahlangane, ahambelane lomuntu wesinye isizwe. Kodwa uNkulunkulu ungitshengisile ukuthi ngingatsho ukuba omunye umuntu mubi, ingabe ungcolile. Yikho lokhu ngizile nxa ngibizwa kangalanga. Ngakho sengibuza ukuba ungibizeleni na?"
UKornelia wathi,
"Ngesuku ezine ezidlulileyo ngalesi sikhathi ngangikhuleka endlini yami ngesikhathi semini yantambama. Ngasengibona indoda imi phambi kwami yambethe ingubo ezikhazimulayo. Yathi kimi, 'Kornelia, ukukhuleka kwakho kuzwakele, lokupha kwakho iziphiwo kukhunjulwe phambi kukaNkulunkulu. Ngakho thumela eJopha ubize uSimoni othiwa nguPetro. Yena ungenisile endlini kaSimoni umkhuhli ngasolwandle. Ngasengithumela kuwe ngaleso sikhathi, wenze kuhle ufike. Ngakho sesikhona lapha sonke phambi kukaNkulunkulu ukuba sizwe konke okulayelwe yiNkosi."
Kwangikhona uPetro wavula umlomo wakhe wathi,
"Impela ngiyabona ukuthi uNkulunkulu kakhangeli ubuso bomuntu, kodwa ezizweni zonke omesabayo lowenza ukulunga uyamamukela kuye. Yilo ilizwi alithumela ku-Israyeli ejumayela ivangeli lokuthula ngoJesu Kristu. Yena uyiNkosi yabo bonke. Liyalazi ilizwi elamenyezelwa eJudiya lonke kusukela eGalili emva kobhaphathizo olwachunyayelwa nguJohane lokuthi uNkulunkulu wamisa uJesu waseNazaretha ngomoya ongcwele langamandla, lokuthi wahamba esenza okulungileyo esilisa bonke labo ababesemandleni kaSathane, ngoba uNkulunkulu wayelaye. Lathi singomfakazi bezinto zonke azenzayo elizweni labaJuda laseJerusalema. Bambulala ngokumphanyeka esiphambanweni, kodwa uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu wambonakalisa, kungesikho kubo bonke abantu kodwa kithi esasikhethwe ngaphambili uNkulunkulu ukuba ngofakazi, thina esadla sanatha kanye laye emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo. Wasilayela ukuba sijumayele ebantwini sifakaze ukuthi nguye omiswe nguNkulunkulu ukuba ngumthonisisi wabasilayo labafileyo. Ngaye bonke abaprofeti bafakaza ukuthi ngebizo lakhe bonke abakholwa kuye baza kwamukela ukuthethelelwa kwezono."
Wathi uPetro esakhuluma lawo mazwi, uMoya oNgcwele wehlela phezu kwabo bonke abalizwayo ilizwi. AbaJuda abakholwayo ababefike loPetro bamangala, ngoba isiphiwo sikaMoya oNgcwele sathelwa laphezu kwabezizwe, ngoba ababezwa bekhuluma ngendimi bedumisa uNkulunkulu. Wangikhona uPetro wathi,
"Ukhona yini ongala lamanzi ukuba laba bantu bangabhaphathizwa abamukele uMoya oNgcwele njengathi na?"
Waselayela ukuba babhaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu. Bamcela ukuba ahlale labo insukwana. Imisebenzi isahluko sechumi lanye. Abapostoli labazalwane abaseJudea bezwa ukuthi abezizwe labo balamukele ilizwi likaNkulunkulu. Ngakho kwathi ukuba uPetro enyukele eJerusalema, abokusoka baphikisana laye besithi,
"Wena ungene ebantwini abangasokanga, wadla labo."
Kodwa uPetro waqala ukubalandisela ngokulandelana esithi,
"Mina ngangisemzini weJopa ngikhuleka, ngehlelwa yisiyezi, ngabona embonweni ulutho olusehla, lunjengengubo enkulu, lusehliswa ngamasondo amane luvela ezulwini, lwafika kimi. Wathi ukuba ngilukhangelisisa, ngabona izidalwa zomhlaba, ezihambayo lezihuquzelayo leziphaphayo. Ngezwa ilizwi lisithi kimi, Petro, sukuma uhlabe udle. Kodwa ngathi, hashi Nkosi, ngoba okubi lokungcolileyo kakuzake kungene emlonyeni wami." Kwasekuzwakala ilizwi livela ezulwini, laphendula ngokwesibili lathi, "Lokho uNkulunkulu akuhlambululeyo, ungatsho wena ukuthi kubi." Lokho kwenzeka kathathu, konke kwabuyiselwa ezulwini. Ngaleso sikhathi kwasekufika amadoda amathathu endlini esasingenise kuyo, ethunyiwe kimi evela eKesariya. Umoya wangitshela ukuba ngihambe lawo ngingathandabuzi. Laba bazalwane abayisithupha labo bahamba lami, sangena endlini yaleyo ndoda. Yasibikela ukuthi yayibone isithunywa simi endlini yayo sisithi, "Thumela eJopa ubize uSimoni othiwa nguPetro, oza kukhuluma kuwe amazwi ozasiliswa ngawo wena lendlu yakho yonke." Kwathi ngisaqala ukukhuluma, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo njengakithi ekuqaleni. Ngakhumbula ilizwi lenkosi ukuba yathi, "UJohane wabhaphathiza ngamanzi, kodwa lina liza kubhaphathizwa ngomoya ongcwele." Ngakho ke uba uNkulunkulu ebanikile isiphiwo njengalokhu asinika thina esakholwa enkosini uJesu Kristu, ngingubani mina ukuba ngimvimbele uNkulunkulu na?
Bathi sebekuzwile lokhu, bathula bamdumisa uNkulunkulu besithi,
"Kanti uNkulunkulu unikile abezizwe labo ukuphendukela ekuphileni."
Labo abahlakazeka ngokuhlupheka okwaqala ngokufa kukaStefani bahamba baze bafika eFenikhiya, laseKuprosi, laseAntiyoki bengalikhulumi ilizwi lakoyedwa kodwa kubaJuda kuphela. Kodwa kwakukhona abanye kubo, amadoda aseKuprosi laseKureni abathi befika eAntiyoki bakhuluma lakumaGriki, bechumayela ngenkosi uJesu. Isandla senkosi sasilabo. Wakholwa abaningi, baphendukela enkosini. Zezwakala indaba zabo endlebeni zebandla laseJerusalema. Bathumela uBarnabasi eAntiyoki. Kwathi ukuba afike, wabona umusa kaNkulunkulu, wathokoza, wabalaya bonke ukuba babambelele enkosini ngokuzimisela kwenhliziyo, ngoba wayeyindoda elungileyo, egcwele umoya ongcwele lokukholwa. Kwengezelelwa enkosini abantu abaningi. UBarnabasi wasesiya eTarsusi ukuba adinge uSawuli. Kwathi esemfumene, wamletha eAntiyoki. Kwaba ngumnyaka wonke behlangana lebandla, bafundisa abantu abaningi. Kwaqala eAntiyoki ukuba abafundi babizwe ngokuthiwa ngamaKristu. Kwathi ngalezo nsuku kwafika eAntiyoki abaprofeti bevela eJerusalema. Wasukuma omunye wabo othiwa nguAgabusi, watshengisa ngomoya ukuthi kuza kuba khona indlala enkulu emhlabeni wonke eyaba khona ensukwini zikaClaudia. Abafundi bazimisela ukuba ilowo lalowo wabo athumele njengamandla akhe okukusiza abazalwane abahlala eJudiya. Bakwenza-ke, bakuthumela kwabadala ngezandla zaboBarnabasi loSawuli. Imisebenzi isahluko sechumi lambili. Ngaleso sikhathi uHerodi inkosi welula izandla ukuba ahluphe abanye bebandla. Wabulala uJakobe umfowabo kaJohane ngomhela. Esebonile ukuba lokhu kuyabathokozisa abaJuda, waqhubeka wabamba uPetro laye. Kwakuzinsuku zesinkwa esingelamvubelo. Wambamba, wamfaka entolongweni, wamnikela kwabebutho abalichumi lesithupha ukuba bamlinde ngabane, eqonde ukumkhuphela ebantwini ngemva kwePhasika. Ngakho uPetro wagcinwa entolongweni, kodwa ibandla lamkhulekela kakhulu kuNkulunkulu. Kwathi ngobusuku uHerodi abeza kumkhupha ngabo, uPetro wayelele phakathi kwabebutho ababili, ebotshiwe ngamaketani amabili, labalindi phambi komnyango babegcine intolongo. Kwase kufika isithunywa senkosi, lokukhanya kwakhanya entolongweni. Satshaya uPetro ohlangothini, samvusa sisithi,
"Sukuma masinyane."
Asesiwa amaketani ezandleni zakhe. Sathi kuye isithunywa,
"Qoka, ufake amanyathelo akho."
Wenze njalo, sathi kuye,
"Yambatha ingubo yakho, ungilandele."
Waphuma wasilandela, wayengazi ukuba kuliqiniso okwenziwa isithunywa, kodwa wayesithi ubona umbono. Sebedlulile abalindi bokuqala, babesibili bafika esangweni lensimbi elokuya emzini. Lazivulekela ngokwalo, baphuma, bahamba umgwaqo wamunye. Masinyane isithunywa samshiya, uPetro eseqaqabukile wathi,
"Khathesi sengisazi ngeqiniso ukuthi inkosi ithumile isithunywa sayo, yangikhulula esandleni sikaHerodi lakukho konke obekulindelwe yisizwe sabaJuda."
Sekumkhanyele lokho, wasuka waya endlini kaMaria unina kaJohane othiwa nguMako, lapho kwakuhlangene khona abanengi bekhuleka. Eseqoqodile esivalweni sesango, wasabela intombazana ethiwa nguRoda, yeza. Isilizwile ilizwi likaPetro kayivulanga esangweni ngenxa yokuthokoza, kodwa yagijima yabika ukuthi uPetro umi esangweni. Bathi kuye,
"Uyahlanya."
Yona yaqinisa ukuthi kunjalo. Bathi,
"Yisithunywa sakhe."
Kodwa uPetro waqhubeka ukuqoqoda. Sebevulile bambona, bamangala. Wasebaqhweba ngesandla ukuba bathule. Wabalandisela ukuba inkosi imkhuphe kanjani entolongweni. Wasesithi,
"Bikelani uJakobe labazalwane."
Wasuka waya kwenye indawo. Sekusile, kwabakhona ukunyakazela okukhulu phakathi kwabebutho ngokuthi uPetro uye ngapi. UHerodi esemdingile engamfumani, wabuzisisa abalindi, walaya ukuba babulawe. Wasesuka eJudiya wehlela eKesariya wahlala khona. UHerodi wayebathukuthelele abaseThire labaseSidoni, beza kuye nganhliziyonye, sebevumelene loBlastusi, induna yendlu yenkosi, bacela ukuthula, ngoba ilizwe labo lalifunzwa ngelenkosi. Ngosuku olumisiweyo uHerodi wambatha ingubo zakhe zobukhosi, wahlala esihlalweni sobukhosi, wenza inkulumo. Abantu bamemeza bathi,
"Ilizwi likaNkulunkulu, kayisilo elomuntu."
Masinyane isithunywa senkosi samshaya, ngoba akamdumisanga uNkulunkulu. Wadliwa zimpethu, wafa. Kodwa ilizwi likaNkulunkulu lakhula, landa. UBhanabhasi loSawuli babuya bevela eJerusalema sebeqedile umsebenzi wabo. Babuya beloJohane othiwa nguMako. Imisebenzi isahluko sechumi lantathu. Kwakukhona ebandleni lase-Antiyoki abaprofethi labafundisi, uBhanabhasi loSimeoni othiwa nguNigeri, loLukiyu waseKhureni, loManayeni owayondliwe kanye loHerodi umbusi, loSawuli. Wathi bekhonza inkosi, bezila ukudla, uMoya Ongcwele wathi,
"Ngahlukaniselani uBhanabhasi loSawuli ukuba baye emsebenzini engibabizele wona."
Sebezile ukudla bakhuleka, babeka izandla zabo phezu kwabo, babathuma. Bonake sebethunyiwe ngumoya ongcwele behlela eselukiya. Basuka lapho baya eKuprosi ngomkolo. Sebefikile eSalamisi bachumayela ilizwi likaNkulunkulu emasinagogeni abaJuda. Babe loJohane engumsizi wabo. Wathi sebedabule isihlenge sonke, bafika ePafosi, bafumana indoda ethile eyisanuse lomprofethi wamanga, umJuda othiwa nguBajesu. Wayelombusi uSegiyu Pawuli, indoda ehlakaniphileyo. Yena wabiza uBanabhasi loSawuli efuna ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Lesi sanuse uEluma, ngoba lisho njalo ibizo lakhe, waphikisana labo efisa ukuphambukisa umbusi ekukholweni. Kodwa uSawuli othiwa nguPawuli, egcwele umoya ongcwele, wamjolozela wathi,
"Wena ndodana kaSathane, uyisitha sakho konke ukuluma. Ugcwele inkohliso yonke lobubi bonke. Kawuyekeli uphambukisa indlela eziqondileyo zenkosi na? Khangela, isandla senkosi siphezu kwakho. Uza kuba isiphofu okwesikhathi ungaliboni ilanga."
Kwase kumfikela masinyane ukufiphala lomnyama, wahamba edinga abazamdonsa ngesandla. Kwangikhona umbusi esebonile okwenziweyo, wakholwa emangaliswa imfundiso yenkosi. UPawuli lababelaye basuka ePafosi ngomkolo, bafika ePhega elasePamfiliya. Kodwa uJohane wehlukana labo, wabuyela eJerusalema. Bona basuka ePhega baya eAntiochi elasePisidiya. NgeSabatha bangena esinagogeni, bahlala phansi. Sekufundiwe umlayo labaprofethi, abaphathi besinagogi bathumela kubo besithi,
"Bazalwane, uba lilelizwi lokulaya abantu, khulumani."
Ngakho uPawuli wasukuma, eqhweba ngesandla sakhe wathi,
"Madoda ko-Israyeli, lani elesaba uNkulunkulu, lalelani. UNkulunkulu walesisizwe sakwa-Israyeli wakhetha okhokho, wabaphakamisa abantu bengabafokazana nje elizweni laseGibhide. Wabakhupha kulo ngamandla amakhulu. Wababekezelela okweminyaka engamachumi amane enkangala. Kodwa esechithile izizwe ezisikhombisa elizweni laseKhenani, wabanika ilizwe lazo libe ngelabo okweminyaka engamakhulu amane lamachumi amahlanu. Emva kwalokho wabanika abathonisisi kwaze kwavela uSamuyeli umprofeti. Basebecela inkosi, uNkulunkulu wabanika uSawuli indodana kaKhishi, umuntu wesizwe sakoBenjamini, okweminyaka engamachumi amane. Esemkhuphile wabamisela uDavida abe inkosi yabo. Afakaza ngaye ngokuthi, 'Ngimfumene uDavida indodana kaJese, engumuntu engimthandayo, ozakwenza konke engikuthandayo. Enzalweni yalomuntu, uNkulunkulu ulethele u-Israyeli umsilisi, uJesu, njengokuthembisa kwakhe. Engakafiki yena, uJohane wayesechumayele ubhaphathizo lokuphenduka kubo bonke abantu bako-Israyeli. UJohane esezaqeda ukuhamba kwakhe wathi, 'Lo elithi nginguye, kangisuye mina, kodwa emva kwami uyeza engingafanele ukukhumula amanyathelo enyawo zakhe.' Bazalwane, madodana ohlanga luka-Abrahama, lalabo phakathi kwenu abesaba uNkulunkulu, lithunyelwe kithi ilizwi lokusiliswa. Ngoba labo abahlala eJerusalema, lababusi babo kamamazanga yena, futhi kabaqedisisanga amazwi abaprofethi afundwayo amasabatha wonke, kanti bawagcwalisa ngokumlahla, lanxa bengafumananga icala lokufa kuye, kodwa bacela kuPilato ukuba abulawe. Kwathi sebekugcwalisile konke okulotshiweyo ngaye, bamethula esiphambanweni, bambeka elibeni, kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Wabonwa insuku eziningi lapho ababekhuphuke laye eGalile ukuya eJerusalema. Asebe ngofakazi bakhe ebantwini. Lathi sililethela ivangeli lesithembiso esenziwa kubokhokho ukuthi uNkulunkulu usigcwalisile sona kubantwana bethu ngokumvusa uJesu, njengokuba kulotshiwe futhi kulo ihubo lesibili ukuthi wena uyindodana yami, lamuhla ngikuzele. Mayelana lokumvusa kwakhe kwabafileyo lokuba engasayi kubuyela ekuboleni, wakhuluma ngokunje wathi, "Niza kukunika izethembiso ezingcwele lezithembekileyo zikaDavida." Njalo kwelinye ihubo uthi, "Kawuyi kuvuma ukuba ongcwele wakho abone kubona." Ngoba uDavida eselenzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe, wafa waya kwaba phansi, wabona ukubola, kodwa lowo uNkulunkulu amvusayo kakubonanga ukubola. Ngakho ke yazini bazalwane ukuthi ngalowo kutshunyayelwa kini ukuthethelelwa kwezono, ngaye ilowo lalowo okholwayo uza kulungisiswa kukho konke abengelungisiswe kukho ngumlayo kaMose. Ngakho qaphelani, funa lehlelwe yilokhu okwakhulunywa ngabaprofethi okokuthi, "Khangelani lina zideleli, limangale, libhubhe, ngoba mina ngenza imisebenzi ensukwini zenu, imisebenzi elingakuyikholwa lanxa umuntu elilandisela ngayo."
Ekuphumeni kwabo esinagogeni, abantu bacela ukuba lawo mazwi akhulunywe futhi ngesabatha elilandelayo. Kwathi inkonzo yesinagoge isiphumile, abajuda abaningi labezizwe abakholwayo balandela uPawuli loBarnabasi. Bona bakhuluma labo, bebakhuthaza ukuba babambelele emuseni kaNkulunkulu. Ngesabatha elilandelayo babuthana, waphose kwaba ngumuzi wonke ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa abajuda bebona ixuku bagcwala umona, baphikisa lokho okwakukhulunywa nguPawuli bemhlambaza. Kwangikhona uPawuli loBarnabasi bekhuluma ngesibindi besithi,
"Kwakudingeka ukuthi ilizwi likaNkulunkulu litshunyayelwe kini kuqala, kodwa njengoba lilala lizenza libe ngabangafanele ukuphila okungapheliyo. Khangelani sesisiya kwabezizwe, ngoba iNkosi isilayile yathi, ngikumisile ube yikukhanya kwabezizwe, ube yikusiliswa kuze kube semikhawulweni yomhlaba."
Kwathi abezizwe bekuzwa lokho, bathokoza, balidumisa ilizwi likaNkulunkulu. Bakholwa bonke ababemiselwe ukuphila okungapheliyo. Ngokunjalo ilizwi lenkosi landa kulo ilizwe lonke. Kodwa abajuda bavusa abesifazana abalesithunzi abakholwayo lezikhulu zomuzi, bavusela uPawuli loBarnabasi ukuzingelwa, babaxosha endaweni yabo. Bona babathintithela uthuli lwenyawo zabo, badlulela e-Ikoniyuma. Abafundi bagcwala intokozo lomoya ongcwele. Imisebenzi isahluko sechumilane. Kwathi e-Ikoniyuma bangena esinagogeni labajuda, bakhuluma kwaze kwakholwa ixuku elikhulu labajuda lamagriki. Kodwa abajuda abangakholwayo bavusa abezizwe, babafaka umoya omubi ngabazalwane. Bahlala isikhathi eside bekhuluma ngesibindi ngenkosi eyafakazela ilizwi lomusa wayo, ibanika ukuba kwenziwe izibonakaliso lezimangaliso ngezandla zabo. Kodwa abantu bomuzi behlukana phakathi, abanye baba ngakubajuda, labanye baba ngakubapostoli. Kwathi ukuba kuvele umzamo kwabezizwe labajuda kanye lababusi babo wokubaphatha kubi nokubakhanda ngamatshe, sebekwazi lokhu, babalekela eListra leDebe, imizi yaseLikhawoniya lasemazweni akhona, bashumayela khona ivangeli. Elistra kwakuhlezi indoda ethile eyisilima enyaweni zayo, eyisikhuli kusukela ekuzalweni kwayo, engazanga ihambe. Yona yamuzwa uPauli ekhuluma. UPauli eyijolozela wabona ukuba ilokukholwa kokuba isiliswe. Wathi ngelizwi elikhulu,
sukuma, ume ngenyawo zakho.
Yasukuma yathi lothu, yahamba. Wathi ukuba amaxuku abone okwenziweyo uPauli, aphakamisa ilizwi esithi ngolimi lwaseLikawuniya,
uNkulunkulu behlele kithi befana labantu.
UBhanabhasi bambiza bathi nguZewusi, loPawuli bathi nguHemisi, ngoba nguye owayekhokhela ekukhulumeni. Umpristi kaZewusi othempeli lakhe laliphambi komuzi waletha inkabi nemigaxo ngasesangweni, wafuna ukubahlabela ekanye labantu. Kodwa abapostoli oBhanabhasi loPawuli sebekuzwile, badabula ingubo zabo baphoseka exukwini bememeza besithi,
madoda, likwenzelani lokhu na? Lathi singabantu abanjengani ngokwemvelo, sililethele ivangeli ukuze liphenduke kulokho okuyize. Liphendukele kuNkulunkulu ophilayo owenza izulu lomhlaba, lolwandle lakho konke okukukho, owathi ezizukulwaneni ezidlulileyo, wayekela izizwe zonke zahamba ngendlela zazo, kodwa kayekelanga ukuzifakazela ngokwenza okuhle. Walinika izulu livela ezulwini lezikhathi zenala, esuthisa inhliziyo zenu ngokudla langokujabula.
Ngalamazwi babayekelisa abantu ngokulukhuni ukuba babahlabele. Kodwa kwafika abaJuda abavela e-Antiyokhu le-Ikhoniyuma, sebevumelene labantu bamkhanda uPawuli ngamatshe, bamhudulela ngaphandle komuzi besithi ufile. Kodwa kwathi abafundi bebuthana kuye, wasukuma wangena emzini. Kusasa wasuka loBhanabhasi baya eDebe. Sebechumayele ivangeli kulowo muzi, bezuzile abafundi abaningi. Babuyela eListra lase-Ikhoniyuma lase-Antiyokhi, beqinisa imimoya yabafundi bebaluleka ukuba babambelele ekukholweni, besithi simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngenhlupheko eziningi. Sebebakhethele abadala emabandleni wonke, bakhuleka bezila ukudla, babanikela enkosini asebekholwa kiyo, basebedabula iPisidiya baya ePamfiliya, sebekhulumile ilizwi ePhega behlela eAtaliya. Basuka lapho ngomkolo baya eAntiyokhi, lapho babenikezelwe khona emuseni kaNkulunkulu kulo umsebenzi abasebewenzile. Kwathi sebefikile, balihlanganisa ibandla, balandisa konke uNkulunkulu abekwenzile ngabo nokuthi uvulele abezizwe umnyango wokukholwa. Basebehlala isikhathi eside labafundi. Imisebenzi isahluko sechumi lanhlano. Wehla amadoda athile evela eJudiya afundisa abazalwane athi,
uba lingasokwa ngomlayo kaMose lingesiliswe.
Kuthe ukuba kuvele ukuphambana lokuphikisana okukhulu phakathi kwabo loPawuli loBhanabhasi, kwamiswa ukuba uPawuli loBhanabhasi labanye abathile benyukele eJerusalema kubapostoli labadala ngalindaba. Ngakho-ke kwathi sebevalelisiwe libandla, badabula iFenikhiya leSamariya, belandisa ngokuphenduka kwabezizwe, benzela abazalwane ukuthokoza okukhulu. Sebefikile eJerusalema, bamukelwa libandla labapostoli labadala, balandisa konke uNkulunkulu ayekwenzile ngabo. Kodwa abanye abakholwayo abangabehlelo labaFarisi basukuma bathi,
kufanele ukuba basokwe, balaywe ukugcina umlayo kaMose.
Kwase kubuthana abapostoli labadala ukuze bayihlole lindaba. Kwathi sebephikisene kakhulu, wasukuma uPetro wathi kubo,
bazalwane, liyazi ukuthi ensukwini zokuqala uNkulunkulu wangikhetha phakathi kwenu ukuba ngomlomo wami abezizwe balizwe ilizwi levangeli bakholwe. uNkulunkulu owaziyo inhliziyo wabafakazela ngokubanika umoya ongcwele njengathi, futhi kehlukanisanga phakathi kwethu labo, ehlambulula inhliziyo zabo ngokukholwa. Ngakho ke limlingelani uNkulunkulu ngokubeka ijogwe entanyeni yabafundi okhokho kanye lathi esingabanga lamandla okulithwala na? Kodwa sikholwa ukuthi sisiliswa ngomusa wenkosi uJesu ngandlelanye labo.
Ixuku lonke lathula lalalela uBarnabasi loPauli belandisa ngezibonakaliso langezimangaliso uNkulunkulu ayezenze ngabo phakathi kwabezizwe. Sebeqedile ukukhuluma, uJakobe wathi,
bazalwane, ngilalelani. USimeoni uselandisile ngokwehlela kukaNkulunkulu ekuqaleni phakathi kwabezizwe ukuba azuzele ibizo lakhe abantu. Lamazwi abaprofeti ayavumelana lalokhu, njengokuba kulotshiwe ukuthi, ngemva kwalokhu ngiza kubuya, ngiyakhe futhi indlu kaDavida ewileyo, ngizakwakha okudilikileyo kwayo ngiyimise, ukuze abaseleyo babantu kanye lezizwe zonke bayifune inkosi ababizwe ngebizo lami, kutsho inkosi eyenza ukuba lezi zinto zaziwe kwasekuqaleni. Ngakho mina ngithi asingabakhathazi labo kwabezizwe abaphendukela kuNkulunkulu, kodwa asibalobele ukuba bazile amanyala ezithombe lokufeba lokukhanyiweyo legazi, ngoba uMose ulabo abamchumayelayo emizini yonke kusukela ezizukulwaneni zasendulo, uyafundwa emasinagogeni amasabatha wonke.
Kwase kusiba kuhle kubapostoli lakwabadala kanye lebandla lonke ukuba kukhethwe amadoda phakathi kwabo athunywe e-Antioch kanye loPauli loBarnabasi. Base bethuma uJudas othiwa nguBasaba loSilas, amadoda amakhulu phakathi kwabazalwane, basebeloba ngesandla sabo ukuthi,
thina abapostoli labadala labazalwane, siyabingelela abazalwane abangabezizwe e-Antiyokhi, leSiriya, leKilikiya. Njengokuba sizwile ukuthi abantu abathile abavela kithi balikhathazile ngamazwi, bedunga ingqondo zenu ngesingabalayanga khona, kube kuhle kithi sihlangene ukuba siwakhethe amadoda athile siwathume kini kanye labathandekayo bethu uBarnabasi loPauli, abantu abadele ukusila kwabo ngenxa yebizo lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho ke sithumile uJudasi loSilasi abaza kulitshela lezi zinto ngomlomo, ngoba kube kuhle kumoya ongcwele lakithi ukuba singalethwesi umthwalo omkhulu ngaphandle kwalezi zinto ezifunekayo zokuthi lizile okuhlatshelwe izithombe legazi lokukhanyiweyo lokufeba, uba lizilondoloza kulezi zinto lobe lenze kuhle. Salani kuhle.
Ngakho sebethunyiwe basuka behlela e-Antioch, sebelihlanganisile ibandla balinika incwadi. Sebeyifundile bathokoza ngokululeka kwayo. UJudasi loSilasi, njengokuba labo babengabaprofeti, balaya abazalwane ngamazwi amaningi babaqinisa. Sebehlale khona isikhathi, bavaleliswa ngokuthula ngabazalwane ukuba babuyele kulabo ababethunywe yibo. Kodwa kwaba kuhle kuSilasi ukuba asale khona. Kodwa uPauli loBarnabasi basala e-Antioch befundisa bechumayela ilizwi lenkosi kanye labanye abaningi. Emva kwensuku ezithile uPauli wasesithi kuBarnabasi,
ake sibuyele sihambele abazalwane emzini yonke lapho esachumayela khona ilizwi lenkosi, sibone ukuba bahlezi njani.
UBarnabasi wafuna ukuba bathathe uJohane othiwa nguMako bahambe laye. Kodwa uPauli wathi kakufanele ukuba bahambe laye owabashiya ePamphylia, kaze aya labo emsebenzini. Kwase kuvela ukuphikisana okukhulu. Base besahlukana, uBarnabasi wathatha uMako wahamba laye ngomkolo baya eKuprosi. Kodwa uPauli wakhetha uSilasi esenikelwe emuseni wenkosi ngabazalwane, wasuka wahamba. Wadabula iSiriya leKilikiya eqinisa amabandla. Imisebenzi isahluko sechumi lesithupha. Waya wafika eDebe laseListra. Kwakukhona lapho umfundi othiwa nguTimothy, indodana yowesifazana ongumJuda okholwayo, kodwa uyise wayengumGriki. Wayenconywa ngabazalwane baseListra laseIconiuma. UPauli wathanda ukuba uTimothy ahambe laye, ngakho wamthatha wamsoka ngenxa yabajuda ababekhona kulezo ndawo, ngoba bonke babemazi ukuthi uyise ungumGriki. Wathi bedabula imizi, babanika izigqibo ezagqitshwa ngabapostoli labadala eJerusalema ukuba bazilondoloze. Ngakho ke amabandla aqiniswa ekukholweni, anda ngokunengi insuku ngensuku. Basebedabula ilizwe laseFrigia lelaseGalatia, balelwa ngumoya ongcwele ukukhuluma ilizwi e-Asia. Sebefikile maqondana leMisiya, balinga ukuya eBithiniya, kodwa umoya kaJesu kabavumelana. Ngakho bayiceza iMisiya, behlela eTroas. Wabonakala uPauli umbono ebusuku. Indoda yaseMakedonia yayimi imncenga isithi,
"Welela eMakedonia usisize."
Esewubonile umbono, safuna masinyane ukuwelela eMakedonia, sisithi uNkulunkulu usibezele ukushumayela ivangeli kibo. Ngakho sasuka eTroas ngomkolo, saqonda eSamothrake. Ngosuku olulandelayo saya eNeapoli. Sasuka lapho saya eFilippi, umuzi omkhulu wesigaba saseMakedonia, lapho kwakuhlala amabutho amaRoma. Kulowo muzi sahlala insuku ezithile. Ngosuku lwesabatha saphumela ngaphandle kwesango lomuzi ngasemfuleni, lapho esasisithi kulendawo yokukhuleka khona. Sahlala phansi, sakhuluma labesifazana ababebuthene lapho. Owesifazana othile othiwa nguLidiya, ongumthengisi wamalembu ayibubende owemzini othiwa iTiatira, okhonza uNkulunkulu, wasizwa. Inkosi yavula inhliziyo yakhe ukuba alalele okwakhulunywa nguPauli. Kuthe esebhabhathiziwe kanye lendlu yakhe, wasincenga esithi,
"Kuba lingibona ukuthi ngithembekile enkosini, wozani endlini yami lihlale khona."
Wasicindezela. Wathi sisiya endaweni yokukhuleka, sahlangana lentombazana eyisigqili elomoya wokuhlahlula. Iyayizuzela abaniniyo inzuzo enengi ngokuvumisa. Yona yamlandela uPauli lathi isithi,
"Laba bantu bazinceku zikaNkulunkulu ophezu konke, ezisichumayeza indlela yokusiliswa."
Lokhu yakwenza insuku eziningi. Wathi uPauli esenengiwe waphenduka, wathi kumoya,
"Ngiyakulaya ngebizo likaJesu Kristu, phuma kuyo."
Wahle waphuma ngaleso sikhathi. Abaniniyo sebebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo liphelile, babamba uPauli loSilasi, babadonsela emdangeni, bababeka phambi kwababusi. Sebebalethile enduneni bathi,
"Laba bantu bengabaJuda, badunga umuzi wethu, bafundisa imikhuba esingavunyelwa ukuyamkela siyenze thina esingamaRoma."
Lexuku labelekelela, lenduna zabadabulela ingubo zabo, zalaya ukuba bashaywe ngenduku. Sebebachayile imivivinya eminengi, babaphosa entolongweni, balaya umlindi ntolongo ukuba abalondoloze. Yena elayiwe ngokunjalo wabafaka entolongweni ephakathi, wabophela inyawo zabo ezigodweni. Kodwa phakathi kobusuku uPauli loSilasi babekhuleka bedumisa uNkulunkulu ngamahubo lezibotshwa zazibalalele. Wathi masinyane kwabakhona ukuzamazama okukhulu, kwaze kwanyikinyeka izisekelo zentolongo, kwavuleka masinyane iminyango yonke, kwathukuluka lezibopho zabo bonke. Wathi umlindi ntolongo ephaphama, wabona iminyango yentolongo ivulekile, wakhokha umhedla wakhe efuna ukuzibulala, ngoba esithi izibotshwa zibalekile. Ngakho uPauli wamemeza ngelizwi elikhulu wathi,
"Ungazilimazi, ngoba sikhona sonke.
Wasebiza ukuba kulethwe izibane, wagijimela phakathi ethuthumela ngokwesaba, wawela phansi phambi kukaPauli loSilasi, wasebakhuphela phandle wathi,
"Madoda, ngenzeni ukuze ngisiliswe na?"
Bona abathi kuye,
"Kholwa enkosini uJesu, uza kusiliswa wena lendlu yakho."
Base bemchumayeza ilizwi lenkosi, yena labo bonke ababesendlini yakhe. Wabathatha ngaleso sikhathi sobusuku, wagezisa amanxeba abo, wabhaphathizwa khona lapho labo bonke abendlu yakhe. Wasebesa endlini yakhe, wabeka ukudla phambi kwabo, wathokoza kanye lendlu yakhe yonke ngokukholwa kuNkulunkulu. Kwathi sekusile, induna zathumela amanxusa zisithi, "Khululani labo bantu bahambe." Umlindi ntolongo wabikela uPauli lawo mazwi esithi,
"Induna zithumele ukuba likhululwe. Ngakho ke, phumani lihambe ngokuthula."
Kodwa uPauli wathi kubo,
"Basitshayile obala, singalahlwanga licala, thina singamaRoma. Basiphosela entilongweni, khathesi sebefuna ukusikhulula ngensitha na? Hatshi, kabeze bona basikhuphe."
Amanxusa azibikela izinduna lawo mazwi, zona zesaba sezisizwa ukuba ngamaRoma. Ngakho zeza zabancenga, zabakhupha, zabacela ukuba baphume emzini. Ngakho basebephuma entolongweni, bangena kweLidiya. Kwathi sebebabonile abazalwane, bakhuluma amazwi okubaqinisa, basuka bahamba. Imisebenzi isahluko sechumi lasikhombisa. Kwathi sebedabule iAmphipoli leApolonia, bafika eThesalonika, lapho kwakukhona isinagogi labaJuda. UPawuli wangena kubo njengokwejayelwa kwakhe, waphikisana labo ngembhalo amasabatha amathathu ebavulela, etshengisa ngayo ukuthi kwakufanele ukuba uKristu ahlupheke, avuke kwabafileyo, esithi futhi,
"UJesu lo engimchumayela kini unguKristu."
Abanye babo bakholwa, bazihlanganisa loPawuli loSilasi, njalo labanengi bamaGriki akholwayo, labesifazana abadumileyo abanengi. Kodwa abaJuda baba lomona, bathatha abantu ababi phakathi kwamavila, babutha ixuku, benza isiyaluyalu phakathi komuzi, bahlasela indlu kaJasoni befuna ukubakhuphela ebantwini. Kwathi bengabafumani, badonsela uJasoni kanye labazalwane abathile kubaphathi bomuzi, bathi,
"Laba abayaluzisa ilizwe sebefikile lalapha. UJasoni ubamukele. Bonke laba benza okuphambene lemithetho kaKhesari, besithi kukhona enye inkosi enguJesu."
Abantu labaphathi bomuzi bethuka lapho besizwa lokhu. Kwathi sebethethe isibambiso kuJasoni lakwabanye, babakhulula. Masinyane abazalwane babasusa oPawuli loSilasi, babathumela eBheriya ebusuku. Bona sebefikile khona, bangena esinagogeni labaJuda. Laba baJuda babelungile kulalabo abaseThesalonika, ngoba balamukela ilizwi ngenhliziyo yonke, behlolisisa imibhalo insuku ngensuku ukubona ukuba zinjalo yini lezi zinto. Ngakho abanengi kubo bakholwa, labesifazana bamaGriki abahloniphekayo abanengi kanye labesilisa. Kwathi abaJuda baseThesalonika sebezwile ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyachunyayelwa nguPawuli laseBheriya, beza lakhona, badunga bavusa ixuku. Ngakho abazalwane bamsusa masinyane uPawuli bamusa ngasolwandle, kodwa uSilasi loTimothi basala khona. Labo abaphelekezela uPawuli bamfikisa e-Athene. Sebamukele umlayezo ngoSilasi loTimothi ukuba beze kuye masinyane, basuka bahamba. Wathi uPawuli esabalindele e-Athene, umoya wakhe wakhathazeka phakathi kwakhe ebona umuzi ugcwele izithombe. Ngakho waphikisana labaJuda labanye abakhonza uNkulunkulu esinagogeni, basemdangeni waphikisana insuku zonke lalabo abasuka baba khona. Abathile kuzo izazi zama-Epikuri namastoyiki baphikisana laye, abanye bathi
umzenzisazi lo angathini na,
labanye bathi
kungathi ungotshumayela onkulunkulu bezizweni.
Ngoba washumayela ngoJesu nangokuvuka kwabafileyo, basebemthatha bemusa e-Ariyophagu besithi
akusitshele ukuba iyini le mfundiso entsha oyifundisayo na,
ngoba uletha indaba ezimangalisayo endlebeni zethu, ngakho sifisa ukwazi ukuthi lezi zinto ziyini.
Ngoba bonke abase-Athene labezizwe abahlala khona babengasebenzi lutho kuphela ukuxoxa lokuzwa ngezinto ezintsha. Ngakho uPawuli wema phakathi kwe-Ariyophagu wathi,
madoda ase-Athene, ngiyabona ukuthi ezintweni zonke likhonza onkulunkulu kakhulu, ngoba ngithe ngihamba ngikhangela izinto elikhonza ngazo ngafumana i-altare elilotshwe ukuthi ngelikankulunkulu ongaziwayo. Lokho elikukhonza lingakwazi yikho engikuchumayela kini, unkulunkulu owenza umhlaba lakho konke okukuwo, yena oyinkosi yezulu nomhlaba. Kahlali emathempeleni enziwe ngabantu, futhi kakhonzwa ngezandla zabantu njengokungathi uswele ulutho, ngoba yena uqobo lwakhe uyabapha bonke abantu ukusila lokuphefumula lakho konke. Wazenza izizwe zonke ngazinye ukuba zihlale ebusweni bonke bomhlaba. Wazimisela izikhathi eziqunyiweyo lemikhawulo yokuhlala kwazo ukuba zifune uNkulunkulu, ukuze mhlawumbe zimuzwe zimfumane, kanti kakhatshana kulowo lalowo wethu, ngoba sisila sihambe sihlale ngaye, njengokuba imbongi ezithile zakini zitshilo zathi, ngoba futhi siyinzalo yakhe. Ngakho ke lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, kakufanele ukuba sinakane ukuthi ubuNkulunkulu bunjengegolide ingabe isiliva loba ilitshe okwenziweyo ngeminwe langokunakana kwabantu. Ngoba izikhathi zokungamazi uNkulunkulu wazibekezelela, kodwa khathesi uyalaya bonke abantu endaweni zonke ukuba baphenduke, ngoba umisile usuku aza kuthonisisa umhlaba ngalo ngokuluma ngomuntu amisileyo, enika bonke abantu ithemba ngokumvusa kwabafileyo.
Wathi besizwa ngokuvuka kwabafileyo, abanye bahlekisana ngaye, kodwa abanye bathi
sizaphinda sikuzwe ngalindaba.
Ngakho uPawuli waphuma phakathi kwabo, kodwa amadoda athile anamathela kuye akholwa. Phakathi kwawo kwakukhona uDionisiyu wase-Ariyophagu lowesifazana othiwa nguDamari labanye kanye labo. Imisebenzi isahluko sechumi laficaminwembili. Emva kwalokhu wasuka e-Athene waya eKorinte, wafumana khona umJuda othiwa ngu-Aquila owasePontus ngokuzalwa. Wayesandukufika evela e-Italiya kanye lomkakhe uPriscilla ngenxa yesimemezelo sikaClaudia sokuthi bonke abaJuda kabasuke eRoma. UPawuli waya kubo ngoba babesebenza msebenzi munye, wahlala kibo esebenza labo. Umsebenzi wabo wawungokwenza amathente. Amasabatha wonke wakhuluma esinagogeni, wazuza abaJuda lamaGriki. Kwathi sebefikile oSilasi loTimothi bevela eMakedonia, uPawuli wakhuthalela ukushumayela efakaza kubaJuda ukuba uJesu unguKristu. Wathi bemphikisa, bemhlambaza, wathintitha ingubo zakhe, wathi kubo,
igazi lenu kalibe phezu kwamakhanda enu, mina kangilacala, kusukela lamhla ngizakuya kwabezizwe.
Wasuka lapho waya endlini yendoda ethile ekhonza uNkulunkulu ethiwa nguTitiu Justus. Indlu yayo yayiseduze lesinagogi. Kodwa uCrispo umphathi wesinagogi wakholwa enkosini kanye lendlu yakhe yonke, labaningi kwabaseKorinte balalela uPawuli bakholwa babhaphathizwa. Inkosi yathi kuPawuli ebusuku ngombono,
ungesabi, kodwa khuluma ungathuli, ngoba mina ngilawe. Ngakho umuntu oza kukuhlasela akulimaze, ngoba ngilabantu abaningi kulumuzi.
Wahlala khona umnyaka lenyanga eziyisithupha efundisa ilizwi likaNkulunkulu phakathi kwabo. Kwathi uGaliyo esengumbusi wase-Akhaya, abaJuda bamvukela uPawuli nganhliziyonye, bamusa phambi kwesihlalo sokuthonisisa bathi,
lo muntu uphendula abantu kuba bakhonze uNkulunkulu ngokuphambene lomlayo.
Kodwa kwathi uPawuli esezavula umlomo wakhe, uGaliyo wathi kubaJuda,
lina baJuda, uba bekulicala lokwenza okubi loba elobugebenga bengiza kulilalela, kodwa ngoba kuyikuphikisana ngamazwi langamabizo langomlayo wenu, ziboneleni lina, mina kangithandi ukuba ngumgwebi walezi zinto.
Wasebaxotsha esihlalweni sokuthonisisa. Bonke basebembamba uSosthene umphathi wesinagogi, bamshaya phambi kwesihlalo sokuthonisisa, kodwa uGaliyo kaze akunanza lokho. Wathi uPawuli esehlale khona insuku eziningi, wavalelisa abazalwane, wasuka ngomkolo waya eSiriya kanye loPrisila lo-Aquila. Wagela inwele zakhe eKenekriya ngoba wayezibophe ngesifungo. Sebefikile e-Efesu, wahlukana labo. Yena wangena esinagogeni waphikisana labaJuda. Sebemcelile ukuba ahlale isikhathi eside, wala. Kodwa ebavalelisa wathi,
ngiza kubuya uba uNkulunkulu evuma.
Wasuka e-Efesu ngomkolo. Esefikile eKesariya wayabingelela ibandla, wasesehlela e-Antiyoki. Esehlale khona isikhathi esithile wasuka wadabula ilizwe laseGalatiya lelaseFrigiya eqinisa bonke abafundi. UmJuda othile othiwa ngu-Apollo owase-Alexandria ngokuzalwa wafika e-Efesu, wayeyindoda efundileyo neyaziyo imibhalo. Wayefundisiwe indlela yenkosi, evutha emoyeni wakhuluma, wafundisa ngokuqondileyo indaba ezimayelana loJesu. Esazi ubhaphathizo lukaJohane kuphela, waqala ukuchumayela ngesibindi esinagogeni. Kwathi ukuba bamuzwe oPrisila lo-Aquila, bamthatha bamchasisela indlela kaNkulunkulu ngokuqondileyo. Esethanda ukuwelela e-Akhaya, abazalwane bamkhuthaza, balobela abafundi ukuba bamamukele. Esefikile wabasiza kakhulu ababekholiwe ngomusa, ngoba waphikisa amaJuda ngamandla phambi kwabantu, etshengisa ngemibhalo ukuba uJesu unguKristu. Imisebenzi isahluko sechumi laficamunwe munye. Kwathi u-Apollo eseKorinte, uPawuli wafika e-Efesu esedabule ilizwe elingasenhla, wafumana abafundi abathile khona, wathi kubo,
lamamukela yini umoya ongcwele mhla likholwayo na?
Bathi,
atshi, kasizanga sizwe ukuthi kukhona umoya ongcwele.
Wathi,
pho, labhaphathizwa ngobhaphathizo bani na?
Bathi,
ngobhaphathizo lukaJohane.
UPawuli wathi,
uJohane wabhaphathiza ngobhaphathizo lokuphenduka, etshela abantu ukuba bakholwe kulowo oweza kuza emva kwakhe, okutsho uJesu.
Bathi ukuzwa lokho, babhaphathizwa ebizweni lenkosi uJesu. Wathi uPawuli esebekile izandla zakhe phezu kwabo, umoya ongcwele wehlela kubo. Bakhuluma ngendimi, bazisela, babengaba lithumi lambili bebonke. Wangena esinagogeni, wakhuluma ngesibindi inyanga ezintathu, echumayela efundisa ngombuso kaNkulunkulu. Kodwa kwathi uba abanye besiba lukhuni bengakholwa, bekhuluma kubi ngaleyo ndlela phambi kwabantu, wasuka kubo waqegula abafundi wafundisa insuku ngensuku esikolweni sikaThirani. Lokhu kwaqhubeka iminyaka emibili baze balizwa ilizwi lenkosi bonke abakhileyo e-Asiya, amaJuda lamaGriki. UNkulunkulu wenza imisebenzi yamandla engejwayelekanga ngezandla zikaPawuli. Baze bathatha amadukwe lamalembu emzimbeni wakhe, bawesa kwabagulayo, izifo zasuka kubo, labo moya ababi baphuma. Wathi abanye kubaJuda abayizanuse ezizulayo bathanda ukuphatha ibizo lenkosi uJesu kulabo abangenwe ngomoya ababi besithi,
"Ngiyakufungisa uJesu amthumayelayo uPawulu."
Kwakukhona amadodana ayisikhombisa omphristi omkhulu wabaJuda othiwa nguSikeva ayekwenza lokho, kodwa umoya omubi waphendula wathi,
"UJesu ngiyamazi, lo Pawuli ngiyamazi, kodwa lina lingobani?"
Lowo muntu owayelomoya omubi wabadumela, wabehlula bonke, wabanqoba, baze baphuma kuleyo ndlu, bagijima beze belimele. Lokhu kwezwakala kubo bonke abakhileyo e-Efesu, abaJuda kanye lamaGriki. Ukwesaba kwabehlela bonke, wadunyiswa ibizo lenkosi uJesu. Labanengi abakholwayo beza bezivuma, beziveza obala izenzo zabo. Abanengi kubo ababesenza imilingo baletha incwadi zabo ndawonye, bazichisa phambi kwabo bonke, babala imali yazo, bayifumanisa izinkulungwane ezingamachumi amahlanu esiliva. Ngakho ilizwi lenkosi lakhula lanqoba. Ngemva kwalezi zinto uPawuli wazimisela emoyeni ukuya eJerusalema esedabule eMakedonia le-Akhaya, wathi,
"Emva kokufika kwami khona ngimele ukubona iRoma layo."
Esethumele eMakedonia ababili kubasizi bakhe oTimothy lo-Erastu, yena wahlala e-Asiya isikhatshana. Kodwa ngaleso sikhathi kwasuka isiphithiphithi esikhulu mayelana laleyo ndlela, ngoba umuntu othile othiwa nguDemetriyu, umkhandi wesiliva owenza amathempelana kaDiana, wazuzisa abakhandi besiliva inzuzo eningi. Wasebaqoqa bona kanye labanye abasebenza umsebenzi onjalo, wathi,
"Madoda, liyazi ukuthi kulomsebenzi kuvela inotho yethu, njalo liyabona, liyazi futhi ukuba kakusikho lapha e-Efesu, kodwa kuphose ukuba kube kulolonke elase-Asiya. UPawuli lo ubaphambukisile abantu ngokubenza bakholwe ukuthi kayisibo onkulunkulu abenziwe ngezandla. Kayisikho lokhu kuphela okuthi umsebenzi wethu lo usengozini, kodwa le tempeli likankulunkulukazi omkhulu uDiana lalo liza kuthiwa liyinto engesilutho. Lobukhulukazi bakhe kuza kuphela yena elimkhonzayo lonke elase-Asiya lomhlaba wonke."
Bathi bekuzwa lokhu bathukuthela, bamemeza besithi,
"Nkulu uDiana wabase-Efesu!"
Umuzi wonke wagcwala isiphithiphithi, batheleka kanye kanye endaweni yokudlalela. Babamba uGayu lo-Aristava abaseMakedonia ababehamba loPawuli. UPawuli wafuna ukungena phakathi kwexuku, kodwa abafundi labamvumelanga. Lababusi base-Asiya abathile ababengabangani bakhe bathumela kuye bemncenga ukuba angalingi ukungena endaweni yokudlalela. Wathi abanye bememeza okunye labanye okunye, ngoba ixuku lonke laliyaluzela nje, labaningi babengazi ukuthi babuthene lapho ngenxa yani. Abathile phakathi kwexuku bachasisela u-Alexandro indaba, yena owayeqhutshelwe phambili ngabaJuda. U-Alexandro waqhweba ngesandla efuna ukuchasisa ebantwini. Bathi ukuba bezwe ukuthi ungumJuda, bamemeza bonke ngalizwi linye isibanga esingabazi awa ezimbili besithi,
"Nkulu uDiana wabase-Efesu!"
Wathi umabhalane womuzi eselithulisile ixuku wathi,
"Madoda ase-Efesu, kukhona yini phakathi kwabantu ongaziyo ukuthi umuzi wase-Efesu ungumlondolozi wethempeli likaDiana omkhulu, lowesithombe esawa sivela ezulwini na njengokuba lezi zinto zingephiwe kufanele lithule lingenzi lutho ngamawala ngoba lilethe lamadoda lapha angesibo abaphangi bamathempeli loba abahlambaza uNkulunkulukazi wethu ngakho uba uDemetrio kanye labakhandi belensolo ngomuntu zikhona indawo zokuthethela amacala bakhona lababusi kabamangalelane kodwa uba lifuna ulutho oluphezulu kwalokho kuzalungiswa emhlanganweni omisiweyo ngoba sisengozini yokumangalelwa ngomsindo walamhla ongela sisusa esingazilandulela ngaso ngalesi siphithiphithi
esechilo lokho wawuchitha umhlangano imisebenzi isahluko samachumi amabili sesiphelile isiyaluyalu uPauli wabiza abafundi esebakhuthazile wabavalelisa wasuka waya eMacedonia esedabulele lezo ndawo ebakhuthaza kakhulu wafika elizweni lamaGreki wahlala khona inyanga ezintathu abajuda asebenze icebo ngaye eseza kusuka ngomkolo ukuya eSiria wazimisela ukubuyela emuva adabule eMacedonia waphelekezelwa ngusopateri waseBeria indodana kaPiru labaseThesalonika uAristago loSekhundu loGayo waseDebe loTimothi labaseAsia uThikiko loTrofimo laba bahamba ngaphambi kwethu basilindela eTroas kodwa sasuka ngomkolo eFilipi emva kwensuku zesinkwa esingelamvubelo safika eTroas emva kwensuku ezinhlanu sahlala khona insuku eziyisikhombisa kwathi ngosuku lokuqala lweviki sesivuthene ukuba sihlephule isinkwa uPauli wakhuluma labo eqonde ukuhamba kusasa welula inkulumo yakhe kwaze kwaba phakathi kobusuku kwakukhona izibane ezinengi endlini ephezulu esasibuthene kiyo kwakuhlezi ngasewindini insizwa ethiwa nguYuthiku eyajunywa yibuthongo obukhulu uPauli esekhulume isikhathi eside isiyahlulwe yobuthongo yawela phansi isuka esitezi sesithathu yadojwa isifile kodwa uPauli wehla waziphosela phezu kwayo wayisingatha wathi
lingakhathazeki ngoba umphefumulo wayo usekhona kiyo
esenyukile uPauli wahlephula isinkwa wadla waxoxa labo isikhathi eside wasehamba base bemthatha umfana esilile bathokoza kakhulu thina sahamba ngaphambili ukuya emkolweni sasuka ngomkolo saya eAsosi siqonde ukumkhwelisa uPauli lapho ngoba wayemisile ngokunjalo yena ebeza kuhamba ngenyawo esehlangene lathi eAsosi samkhwelisa safika eMithilene sasuka lapho ngomkolo kusasa safika maqondana leKhiyosi langomhlomunye sasondela eSamosi ngosuku olulandelayo safika eMiletho ngoba uPauli wayezimisele ukuyiceza iEfesu ukuze angalibali eAsiya wayephanga ukuba abe seJerusalema uba kungenzeka ngosuku lwePentecoste eseMiletho wathumela eEfesu wabiza abadala bebandla wathi sebefikile kuye wathi kubo
liyazi lina ukuba kusukela osukwini lokuqala lokufika kwami eAsiya ukuthi ngangihlezi njani isikhathi sonke phakathi kwenu ngakhonza inkosi ngakho konke ngokuthobeka langezinyembezi langokulingwa okwangehlela ngamacebo abajuda lokuthi kangikodlanga lutho olusizayo kini ngalifundisa phambi kwabantu lakuzo izindlu ngezindlu ngifakaza kubajuda nakumagriki ukuphendukela kuNkulunkulu nokukholwa inkosi yethu uJesu Kristu khathesi khangelani ngenyukela eJerusalema ngiqhutshwa ngumoya ngingakwazi okuza ngehlela lapho kuphela umoya ongcwele uyangifakazela emizini yonke ukuthi ukubotshwa lokuhlupheka kungilindele. Kodwa ukusila kwami angikuchayi into enkulu leligugu kimi. Kuphela ukuba ngiphelelise uhambo lwami lenkonzo engayamukela enkosini uJesu eyokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Khathesi ngiyazi ukuthi kalisayi kububona ubuso bami lina lonke engihamba phakathi kwenu. Ngichumayela umbuso. Ngakho ke ngiyafakaza kini ngalolu suku lwanamuhla ukuthi ngimhlophe kulo igazi labantu bonke. Ngoba kangiyekelanga ukulitshela lonke icebo likaNkulunkulu. Ziqapheleni lina lawo wonke umhlambi alibeke kuwo umoya ongcwele ukuba libe ngababonisi bokwalusa ibandla lenkosi ezizuzele lona ngegazi layo. Ngiyazi ukuthi emva kokuhamba kwami kuza kungena impisi eziphangayo phakathi kwenu zingawuhawukeli umhlambi. Laphakathi kwenu kuza kuvela amadoda akhuluma izinto eziduhisayo ukuze ahuge abafundi ukuba bawalandele. Ngakho lindani, likhumbule ukuthi okweminyaka emithathu ebusuku lemini kangiyekelanga ukuleluleka lonke ngenyembezi. Ngakho ke sengilinikeza kuNkulunkulu laselizwini lomusa wakhe elilamandla okulakha lokulabela ilifa phakathi kwabo bonke abamahlukaniselweyo. Kangihawukelanga isiliva legolide lezembatho zamuntu. Lina uqobo lwenu liyazi ukuthi lezi zandla zasebenzela inswelo zami lezalabo ababelami. Kukho konke ngilitshengisile ukuthi kumele ukuba sisize ababuthakathaka ngokusebenza okunjalo. Sikhumbule amazwi enkosi uJesu ukuthi yena wathi ubusisekile ukupha kulokwamukela.
Esechilo lokhu waguqa phansi labo bonke wakhuleka. Bakhala bonke bamgona uPaulu bamanga belosizi kakhulu ngelizwi alichoyo elokuthi abasayi kubona ubuso bakhe futhi. Bamphelekezela baya laye emkolweni. Imisebenzi isahluko samachumi amabili lanye. Kwathi sesahlukene labo sasuka ngomkolo sahamba ngendlela eqondileyo saya eKhosi. Kusasa saya eRodesi, sasuka lapho saya ePhathara. Sesifumene lapho umkolo oya eFenekhiya sangena kuwo sahamba. Kwathi sesiqhamuka eKuprosi sayitshela ngakwesokhohlo saqonda eSiriya. Sehlikela eThire ngoba umkolo wawuza kwethulela khona impahla zawo. Sesibadingile abafundi sahlala khona insuku eziyisikhombisa. Bona bamtshela uPawuli ngomoya ukuba angayi eJerusalema. Kwathi seziphelile insuku zethu lapho sasuka sahamba. Bonke basiphelekezela kanye labomkabo labantwana baze basifikisa ngaphandle komuzi. Saguqa ngasokhunjini, sakhuleka, savalelisana, sangena emkolweni, kodwa bona babuyela ekhaya. Sesiqedile ukuhamba ngomkolo sisuka eThire, safika ePetolemai, savingelela abazalwane, sahlala labo usuku lwabalunye. Kusasa sasuka sahamba safika eKesariya, sangena endlini kaFiliphu umvangeli, owayengomunye wabayisikhombisa, sahlala laye. Yenake wayelamadodakazi amane ayengendanga, intombi ezaziselayo. Wathi sesihlezi khona insuku ezithile, wafika umprofiti othiwa ngu-Agabusi evela eJudiya. Yena efika kithi wathatha uzwezwe lukaPawuli wazibopha inyawo lezandla esithi,
kutsho njalo umoya ongcwele uthi umuntu olungolwakhe loluzwezwe abajuda baseJerusalema baza kumbopha kanje bamnikele ezandleni zabezizwe.
Sesikuzwile lokhu samncenga thina kanye labantu ababelapho ukuba angayi eJerusalema. UPawuli wasephendula esithi,
lenzani likhala lidabula inhliziyo yami na? Ngoba sengilungele kungesikho ukubotshwa kuphela kodwa lokufa eJerusalema ngenxa yebizo lenkosi uJesu.
Sesahlulekile ukumvumisa ukuba angayi, sathula sathi
ayenziwe intando yenkosi.
Emva kwalezinsuku sabopha impahla zethu sakhuphukela eJerusalema. Abathile kubafundi baseKesariya bahamba lathi basisa endlini kaMnasoni waseKuprosi umfundi omdala ebesizangenisa kuye. Sesifikile eJerusalema, abazalwane basamukela ngokuthokoza. Kusasa uPauli waya lathi kuJakobe labadala bonke babekhona. Esebabingelele wabalandisela ngakunye ngazo zonke izinto uNkulunkulu abezenzile phakathi kwabezizwe ngomsebenzi wakhe. Sebekuzwile lokhu bamdumisa uNkulunkulu bathi kuye,
uyabona mzalwane ukuthi ziningi kanganani izigidi zabakholwayo phakathi kwabaJuda futhi bonke bachisekela umlayo. Sebetsheliwe ngawe ukuba ufundisa bonke abajuda abaphakathi kwabezizwe ukuba badele uMose. Ubatshela ukuba bangasoki abantwana babo lokuba bangahambi ngamasiko. Pho ke siza kwenza njani na? Baza kuzwa impela ukuthi usufikile. Ngakho ke yenza lokhu esukutsho kuwe. Kukhona amadoda amane lapha kithi azibophe ngesifungo. Athathe lawo madoda, uzihlambulule kanye lawo. Uhlawule indleko zawo ukuze aphuce amakhanda awo. Kungikhona abazakwazi bonke ukuthi kakukho ulutho kulokhu abakutshelwe ngawe, kodwa ukuthi lawe uhamba ngokulondoloza umlayo. Kodwa mayelana labezizwe abakholwayo, sesilobile saquma ukuthi kabazile okuhlatshelwe izithombe legazi lokukhanyiweyo lokufeba.
UPauli wasewathatha lawo madoda, kusasa wazihlambulula kanye lawo, waya ethempelini ukubika ukuphela kwensuku zokuhlanjululwa ukuze kulethwe umnikelo wabo bonke. Wathi seziza kuphela lezi nsuku eziyisikhombisa, abajuda abavela e-Asiya ababembonile uPauli ethempelini bavusa lonke ixuku, bambamba bamemeza bathi,
madoda o-Israyeli, sizani. Nguye lo muntu ofundisa konke endaweni zonke okuphambene lesizwe sako-Israyeli. Lo mlayo lalindawo futhi ungenisile amaGriki ethempelini, wayengcolisa lindawo engcwele.
Ngoba babembonile ngaphambili uTrofimu wase-Efesu elaye emzini, bakhumbula ukuthi uPauli umngenisile ethempelini. Umuzi wonke wanyakazela, abantu bagijimela ndawonye bamdumela uPauli. Bamhudulela ngaphandle kwethempeli, iminyango yavalwa masinyane. Uthe besafuna ukumbulala, ilizwi lafika enduneni enkulu yesigaba ukuba lonke iJerusalema liyaphithizela. Yahle yathatha amabutho lezinduna zekhulu yagijimela kubo. Sebebona induna enkulu lamabutho bayekela ukumshaya uPauli. Wathi induna enkulu yasondela yambopha uPauli, yalaya ukuba abotshwe ngamaketani amabili. Yabuza ukuba ungubani lokuba wenzeni. Kodwa abanye exukwini bememeza okunye labanye okunye. Yathi ukuba ingelakulazi iqiniso ngenxa yomsindo, yalaya ukuba asiwe endlini yamabutho. Esefikile esikhwelweni, wathwalwa ngamabutho ngenxa yokufutheka kwexuku, ngoba ixuku labantu lalandela limemeza lisithi,
abulawe.
UPauli eseza kungeniswa endlini yamabutho wathi enduneni enkulu,
ngingake ngikhulume lawe na?
Yona yathi,
uyasazi isiGriki na? Kanti kawusuye yini lowo mgibhite osandukuvukela umbuso waholela enkangala amadoda azinkulungwane ezine angababulali na?
UPauli waphendula wathi,
mina ngingumJuda waseThasusi elaseKilikiya. Ngingumuntu womuzi odumileyo. Ngiyakuncenga ake ukivumele ngikhulume ebantwini.
Esemvumeli, uPauli wema esikhwelweni waqhweba abantu ngesandla sekuthecwa ka wakhuluma labo ngolimi lwamaHebheru wathi imisebenzi isahluko samachumi amabili lambili
bobaba labazalwane zwanini ukuziphendulela kwami engikwenza phambi kwenu
wathi sebezwile ukuba ukhuluma labo ngolimi lwamaHebheru bathula kakhulu wasesithi
mina ngingumJuda owazalelwa eThasusi elaseKilikiya kodwa ngakhulela kulumuzi ngasenyaweni zikaGamaliyeli ngafundiswa ngokuqinileyo umlayo wabokhokho ngitshisekela uNkulunkulu njengani lonke namhlanje ngasingela abantu baleyo ndlela kwaze kwaba sekufeni ngibabopha ngibanikela entilongweni abesilisa labesifazane njengokuba umpristi omkhulu lomphakathi wonke wabadala ungangifakazela ngazuza kubo incwadi eziya kubazalwane ngaya eDamaseko ukuba laba bekhona lapho ngibalethe eJerusalema bebotshiwe ukuze batshaywe kwathi ngisahamba sengisondela eDamaseko phakathi kwemini kwahle kwangizingelezela ukukhanya okukhulu okuvela ezulwini ngawela phansi ngezwa ilizwi lisithi kimi Saul Saul ungizingelelani na ngaphendula ngathi ungubani inkosi na wathi kimi nginguJesu waseNazaretha omzingelayo Labo ababelami bakubona ukukhanya kodwa kabalizwanga ilizwi lalowo wakhuluma lami ngathi ngenzeni inkosi na inkosi yathi kimi sukuma uye eDamaseko uzakutshelwa khona konke okumiselwe ukuba ukwenze njengokuba ngangingasaboni ngenxa yenkazimulo yalokho kukhanya Ngadonswa ngesandla yilabo ababelami ngafika eDamaseko. UAnania othile indoda ekholwayo ngokomlayo eyayinconywa yibo bonke abaJuda abahlala khona. Weza kimi, wema phansi kwami wathi kimi, Saul mzalwane, buya ubone futhi. Mina ngasengibona ngaleso sikhathi ngamkhangela. Wasesithi uNkulunkulu wabokhokho ukumisile ukuba uyazi intando yakhe lokuba ubone olungileyo uzwe ilizwi eliphuma emlonyeni wakhe ngoba uza kuba ngufakazi wakhe kubo bonke abantu walokhu okubonileyo lokuzwileyo pho usalindeleni na sukuma ubhaphathizwe uhlanjululwe ezonweni zakho ngokukhuleka ebizweni lakhe Wathi sengibuyele eJerusalema ngikhuleka eThempeleni ngafikelwa isiyezi ngambona wathi kimi phangisa uphume eJerusalema ngoba kabazukubamukela ubufakazi bakho ngami nasengisithi Nkosi bayazi bona ukuthi yimi engangibabopha ngibachaya emasinagogini wonke labo abakholwa kuwe Lamuhla kuchithwa igazi lika Stefani ufakazi wakho ngangimi khona mina ngivuma ngilondoloze ingubo zalabo abambulalayo wasesithi hamba ngoba ngizakukuthumela khatshana kwabezizwe
bamlalela kwaze kwafika kulelo lizwe basebephakamisa ilizwi labo bathi
Sosem umuntu onje emhlabeni ngoba kafanele ukubasiza.
Wathi besamemeza bezunguza ingubo zabo bephosa uthuli emoyeni induna enkulu yalaya ukuba angeniswe endlini yamabutho yathi kahlolwe ngokutshaywa ukuze ibone ukuthi kungani bememeza kangaka ngayi wathi sebembophile imichilo uPawuli wathi enduneni yekhulu eyayimi khona
Kuvunyelwe yini ukuchaya umuntu ongumRoma engalahlonga licala na?
Induna yekhulu isikuzwile lokhu yaya enduneni enkulu yathi kuyo,
uza kwenza njani na ngoba lomuntu ungumroma?
Ngakho induna enkulu yafika yathi kuye,
ngitshele wena ungumroma na?
Yena wathi,
yebo.
Induna enkulu yaphendula yathi,
mina ngalithenga lelo lungelo ngemali enkulu.
UPawuli wathi,
kodwa mina ngazalwa lalo.
Ngakho labo ababeza kumhlola basuka kuye masinyane. Le nduna enkulu layo yesaba isisazi ukuthi uPawuli ungumRoma lokuthi ibimbophile. Wathi kusasa ifuna ukwazi iqiniso lalokhu abaJuda abamangalela ngakho, yamkhulula yalaya ukuba abapristi abakhulu lomphakathi wonke ubuthane, yamletha uPawuli yamisa phambi kwabo. Imisebenzi, isahluko samachumi amabili lantathu. UPawuli wase ujolozela umphakathi wathi,
bazalwane, ngihambile phambi kwaNkulunkulu ngilesazela sonke esihle kuze kube lamuhla.
UAnaniya umpristi omkhulu walaya labo abamemi khona ukuba bamtshaye umlomo. Ngakho uPawuli wathi kuye,
uNkulunkulu uza kukutshaya wena mduli oconjiweyo, uhlalele ukungithonisisa ngomlayo, kodwa ngokuphambene lomlayo ulaya ukuba ngitshaywe.
Ababemi lapho bathi kuye,
uyamthuka umpristi omkhulu kaNkulunkulu na?
UPawuli wasesithi,
bengingazi bazalwane ukuthi ungumpristi omkhulu, ngoba kulotshiwe ukuthi ungakhulumi kubi ngombusi wesizwe sakini.
Wathi uPawuli esebonile ukuthi enye ingxenye yabo ingabasadusi lenye ingabafarisi, wamemeza emphakathini wathi,
bazalwane, mina ngingumfarisi lendodana yomfarisi, ngimangalelwe ngethemba lokuvuka kwabafileyo.
Esechilo lokho wavela ukuphambana phakathi kwabafarisi labasadusi, umhlangano wadabuka phakathi. Ngoba abasadusi bathi kakukho ukuvuka kwabafileyo nezithunywa lomoya, kodwa abafarisi bakuvuma konke. Kwasekuvela umsindo omkhulu, wathi abathile kubabhali behlelo labafarisi basukuma baphika kakhulu besithi,
kazifumani lutho olubi kulumuntu, mhlawumbe umoya kumbe isithunywa kukhulumelayo.
Wathi sekuvele ukuphikisana okukhulu, induna enkulu yesaba ukuba uPawuli uza kudatshulwa yibo, yalaya amabutho ukuba ehle amhluthule phakathi kwabo abuyele laye endlini yamabutho. Ngobusuku obulandelayo inkosi yema kuye yathi,
mana isibindi, njengokuba ufakaza ngami eJerusalema, kunjalo ke umelwe ukufakaza ngami laseRoma.
Kwathi sekusile, abaJuda benza icebo bazibopha ngesifungo ukuba kabayikudla lokunatha bengambulalanga uPawuli. Babengaphezu kwamachumi amane abenza leli cebo. Baya kubapristi abakhulu labadala bathi,
sizibophe ngesifungo sokuthi kasiyikuzwa ukudla singakambulali uPawuli. Ngakho ke lina kanye lomphakathi yazisani induna enkulu ukuba imthumele kini ngokungathi liza kuzwisisa indaba yakhe. Thina ke sesilungele ukumbulala engakasondeli.
Kodwa indodana kadadewabo kaPawuli yezwa ngokumcathamelwa kwabo, yangena endlini yamabutho yamtshela uPawuli. UPawuli wasebiza enye yezinduna zekhulu wathi,
sana linsizwa enduneni enkulu ngoba ilento eza kuyitshela yona.
Yasiyithatha-ke yayisa enduneni enkulu yathi,
uPawuli isibotshwa ungibizile wacela ukuba ngilethe linsizwa kuwe ilento eza kukutshela yona.
Induna enkulu yasiyithatha ngesandla yabuyela eceleni layo yabuza bebodwa yathi,
kuyini oza kungitshela khona?
Yathi,
abajuda bavumelene ucela kuwe.
ukuba wehlisele uPawuli emphakathini kusasa. Kungathi bazakuhlolisiza indaba yakhe. Kodwa wena ungabavumeli ngoba abanye babo amadoda adlula amachumi amane bamqathamele bazobophile ngesifungo ukuba bangadli banganathi. Baze bambulale. Ngakho sebezilungisele. Balindele isithembiso sakho.
Ngakho induna enkulu yasiyekela insizwa ihamba yayilaya isithi,
ungatsheli muntu ukuba ungibikele lokhu.
Yasibiza induna zekhulu ezimbili yathi,
ngehawa yesithathu yobusuku lungisani abebutho abangamakhulu amabili labakhweli bamabhiza abangamachumi ayisikhombisa labemikhonto abangamakhulu amabili ukuba bahambe baze bayefika eKesariya, njalo lilungisele uPawulu amabhiza ukuze akhwele limfikise kuhle kumbusi uFelike.
Waseloba incwadi esithi,
mina Claudia Lisiya kuye umhlekazi uFelike ngiyabingelela. Lindoda ebibanjwe ngabaJuda ibisiza kubulawa yibo, ngasengifika lamabutho ngayophula lapho sengizwile ukuthi ungumRoma. Ngathi ngifuna ukuba ngazi icala abayimangalela ngalo, ngayiletha emphakathini wabo. Ngafumana ukuba imangalelwe ngezindaba zomlayo wabo, kodwa ingamangalelwanga ngalutho olufanele ukufa loba ukubotshwa. Kwathi sekuvelile kimi ukuba kukhona icebo ngaleyo ndoda, ngasengithumela kuwe masinyane. Ngibalayile abayimangalelayo ukuba bakhulume ngayo phambi kwakho.
Kwangikhona abebutho basebemthatha uPawuli njengokulaya kwabo. Bamusa eAntipatri ebusuku. Kusasa babuyela endlini yamabutho bachiya abakhweli bamabhiza ukuba bahambe laye. Bona sebefikile eKesariya bamnika umbusi incwadi. Bamisa uPawuli phambi kwakhe. Eseyibalile incwadi wabuza ukuba ungowawuphi umkhono. Esezwile ukuba ungowaseKilikiya wathi,
ngiza kuyizwa kuhle indaba yakho, sebefikile abakumangalelayo.
Walaya ukuba alondolozwe endlini kaHerodi. Imisebenzi, isahluko samachumi amabili lane. Emva kwensuku ezinhlanu, uAnaniya wafika labadala abathile lomkhulumeli othiwa nguThethulo. Bamangalela uPawuli kumbusi. Wathi esebiziwe uThethulo, waqala umbeka icala esithi,
mhlekazi Felike, lokhu kokuthi ngenxa yakho sizuzile isikhathi eside sokuthokoza nokuthula. La ngubonelela kwakho lesi size senzelwe okuningi okuhle ngazo zonke indlela lakuzo zonke indawo. Siyakwamukela lokhu ngakho konke ukubonga, kodwa ukuba ngingakubambeleli ngiyakuncenga uba ngumusa wakho usizwe ngokufitshane, ngoba lindoda siyifumene iyinkathazo ivusa abajuda bonke emhlabeni wonke. Ingumholi wehlelo lamaNazaretha, ike yazama lokungcolisa ithempeli kodwa sayibamba. Sasithanda ukuyithonisisa ngomlayo wethu, kodwa kwafika uLisiya induna enkulu wamthatha ngodlakela ezandleni zethu, elaya abamangalelayo ukuba beze kuwe. Ngokumbuzisisa wena uqobo lwakho uza kukuzwa kuye konke lokhu esimangalela ngakho.
LabaJuda labo baqinisa ukuthi lokhu kunjalo. Umbusi esemqhwebile ukuba akhulume, uPawuli waphendula wathi,
ngoba ngiyazi ukuthi sekuyiminyaka eminingi ungumgwebi phezu kwalesi sizwe, ngiyaziphendulela ngesibindi. Njengokuba ungakubona ukuthi kakudluli insuku ezilitshumi lambili ngikhuphukele eJerusalema ukukhuleka. Kabangifumananga ngiphikisana lomuntu loba ngivusa isiphithiphithi equwini, letempeleni loba emasinagogini loba emzini. futhi bangeke baqinise kuwe lokhu abangimangalela ngakho. Kodwa ngiyavuma kuwe lokhu ukuthi ngendlela abayibiza ngokuthi lihlelo ngiyamkhonza uNkulunkulu wabokhokho. Ngikholwa konke okulotshiweyo emlayweni lakuba profeti. Ngilethemba kuNkulunkulu abalivumayo labo uqobo lwabo elokuthi kuza kuba khona ukuvuka kwabafileyo okwabalungileyo labangalunganga. Ngakho lami ngiyazama ukuba ngibe lesazela esingelacala phambi kwaNkulunkulu nabantu. Kwathi ngemva kweminyaka ethile ngafika ukuletha iziphiwo leminikelo esizweni sakithi. Ngithe ngisenza lokho bangifumana ethempeleni ngihlanjululiwe kungekho ixuku ingabe isiphithiphithi. Kodwa kwakukhona abajuda abathile abavela e-Asiya abafanele ukuba khona lapha phambi kwakho. Bangibeke icala uba bebelolutho ngami. Lokuba laba kabatsho ukuba bafumanani okungalunganga mhla ngangiyimi phambi komphakathi ngaphandle kwalolulutho olulodwa engalutsho ngimi phambi kwabo ukuthi ngokuvuka kwabafileyo mina ngiyathonisiswa yini lamhla.
Kodwa uFelike elokwazi okupheleleyo ngaleyo ndlela wabahlehlisa esithi,
nxa uLisiya induna enkulu isifikile, ngiza kuyiquma indaba yenu.
Walaya induna yekhulu ukuba agcinwe, kodwa abe lenkululeko kungalelwa muntu wabangane bakhe ukumsiza. Emva kwensuku ezithile uFelike weza loDrusila umkakhe owayengumJudakazi. Wabiza uPauli, wamuzwa ekhuluma ngokukholwa okukuKristu Jesu, esakhuluma ngokulunga langokuzibamba langokulahlwa okuzayo. UFelike watshaywa luvalo wathi,
ake uhambe okwakhathesi, nxa ngizuza ithuba ngiza kukubiza.
Wayethemba futhi ukuthi uza kunikwa imali nguPauli, ngakho wayehlezi embiza ekhuluma laye. Kodwa sekudlule iminyaka emibili uFelike walandelwa nguPokhiyo Festus. UFelike efisa ukuthokozisa abajuda wamchiya uPauli ebotshiwe. Imisebenzi isahluko samachumi amabili lanhlano. Kwathi uFestus esengenile esikhundleni, emva kwensuku ezintathu wasuka eKesariya wakhuphukela eJerusalema. Abapristi abakhulu lezikhulu zabajuda bamangalela uPauli kuye bemncenga becela ukuba abenzele umusa ngokumthumela eJerusalema beqonde ukumcathamela bambulale endleleni. Kodwa uFestus waphendula ngokuthi uPauli ugciniwe eKesariya lokuthi laye uza kuya khona masinyane. Wathi,
akuthi abayizikhulu phakathi kwenu behlele khona kanye lami uba kukhona ulutho olubi ngaleyo ndoda bayimangalele.
Wathi esehlale labo insuku ezingadluli ezificaminwembili ingabe ezilichumi, wehlela eKesariya. Kusasa wahlala esihlalweni sokuthonisisa, walaya ukuba uPauli alethwe. Esefikile, abajuda ababehlile bevela eJerusalema bema bemhanqile bemangalela ngezinto ezinengi ezinzima ababengela kuziqinisa. UPauli eziphendulela wathi,
kangonanga lutho emlayeni wabajuda lasethempeleni lakuKesari.
Kodwa uFestus ethanda ukubongwa ngabajuda wathi kuPauli,
uyathanda yini ukwenyukela eJerusalema uthonisiswe khona ngalezi zinto phambi kwami na?
Kodwa uPauli wathi,
ngimi phambi kwesihlalo sokuthonisisa sikaKesari, lapho okufanele ngithonisiswe khona. Kangonanga lutho kubajuda, njengokuba lawe usazi kuhle. Uba ngonile ngenze ulutho olufanele ukufa, kangali ukufa. Kodwa uba kungekho lutho lwalokho abangimangalela ngakho, kakula muntu onganginikela kubo. Ngilidlulisela uKhesari.
Kwangikhona uFestus esekhulume lomphakathi wakhe waphendula wathi,
ulidlulisele kuKhesari, uza kuya kuKhesari.
Wathi sekudlule insuku ezithile, uAgripa inkosi loBenike bafika eKhesariya ukubingelela uFestus. Sebehlezi khona insuku eziningi, uFestus wayilandisela inkosi ngendaba kaPawuli esithi,
kukhona indoda lapha eyachiwa nguFelike iyisibotshwa. Wathi ngise Jerusalem, abapriesti abakhulu nabadala babaJuda bangibikela ngayo becela ukuba ilahlwe. Ngabaphendula ngathi, kakusiwo umkhuba wamaRoma ukumnikela umuntu omangalelweyo engamiswanga phambi kwabamangaleleyo azuze ithuba lokuziphendulela ngecala amangalelwa ngalo. Ngakho sebebuthene lapha, kangiphuzanga, kodwa ngosuku olulandelayo ngahlala esihlalweni sokuthonisisa ngalaya ukuba leyo ndoda ilethwe. Basukuma abamangalelayo, kodwa ke kabavezanga cala ngayo lalezo zinto ezimbi ebengizicabangela, kodwa babe lokuphikisana okuthile laye ngenkolo yakibo langomunye othile othiwa nguJesu owafayo, kodwa uPawuli uthi uyaphila. Kuthe mina ngisadidekile ukuba leyo ndaba ngiza kuyihlola kanjani, ngambuza ukuthi angathanda ukukhuphukela eJerusalema ayethonisiswa khona ngalezo zinto. Kodwa kwathi uPawuli eselidlulisile, wacela ukuba agcinwe lize lithethwe yinkosi enkulu. Ngalaya ukuba agcinwe lize ngimthumele kuKhesari.
UAgripa wathi kuFestus,
lami bengithanda ukuba ke ngiyizwe leyo ndoda.
Yena wathi,
uza kuyizwa kusasa.
Ngakho kusasa uAgripa loBenike bafika begqoke ubucwazicwazi bangodumo, bangena endlini yokuthethela amacala kanye lezinduna ezinkulu lezikhulu zomuzi. Ngakho uFestus walaya ukuba uPawuli alethwe. UFestus wasesithi,
Nkosi Agripa, nani lonke elikhona lapha kanye lathi, liyayibona lindoda esangicela ngayo sonke isizwe sabaJuda eJerusalema nalapha. Simemeza sisithi kayisafanele ukusila. Kodwa mina kangifumananga ukuba wenze ulutho olufanele ukuba afe. Kwathi yena eselidlulisele enkosini enkulu, ngaquma ukumthumela khona. Kodwa kangila lutho oluqinileyo ngaye engingayilobela inkosi. Ngakho ngimlethile phambi kwenu, ikakhulu phambi kwakho, Nkosi Agripa, ukuze kuthi esehloliwe nibe lakho engingakulobha. Ngoba mina ngibona kungaqondanga ukuba kuthunyelwe isibotshwa kungachiwo icala laso.
Imisebenzi isahluko samachumi amabili lesithupha. UAgripa wasesithi kuPawuli,
uvunyelwe ukuziphendulela.
UPawuli waseselula isandla sakhe waziphendulela esithi,
ngizibona ngilenhlanhla yokuthi kuphambi kwakho Nkosi Agripa, lapho engiza kuziphendulela khona lamuhla kukho konke engimangalelwa ngakho ngabaJuda, ikakhulu ngoba uyawazi wonke amasiko lokuphikisana kwabaJuda. Ngakho ngiyakuncenga ukuba ungilalele ngesineke. Ukuhamba kwami konke kusukela ebutsheni bami kuqala esizweni sakithi laseJerusalema kuyaziwa yibo bonke abaJuda. Bayangazi kusukela ekuqaleni uba bethanda ukufakaza ukuthi ngangihamba ngokwehlelo eliqinileyo lenkolo yakithi ngingumFarisi. Kodwa lamhla ngimi lapha ngithonisiswa ngenxa yethemba lesithembiso esenziwa nguNkulunkulu kubokhokho ezithemba ukufinyelela kuso izizwe zakithi ezilithumi lambili zikhonza uNkulunkulu ngesineke ebusuku lemini ngenxa yalelo themba. Nkosi, ngimangalelwe ngamaJuda. kungani ukuba kube yinto engakholekiyo kini ukuthi uNkulunkulu uyabavusa abafileyo na? Lami ngokwami ngangisithi ngifanele ukwenza izinto eziningi eziphambene lebizo likaJesu waseNazaretha. Lokhu ngakwenza eJerusalema, ngafaka abaningi kwabangcwele entolongweni. Ngiwatholile amandla kubapristi abakhulu. Lalapho bebulawa, ngavumelana lokubulawa kwabo. Ngabachaya emasinagogeni wonke, ngazama ukubenza bahlambaze uKristu. Ngahlanya kakhulu ngabo, ngabazingela kwaze kwafika emzini yabezizwe. Kwathi lapho ngisiya eDamaseko ngamandla langokuthunywa ngabapristi abakhulu, emini enkulu, Nkosi ngisendleleni, ngabona ukukhanya kuvela ezulwini kudlula ukukhanya kwelanga. Kwangizingelezela inxa zonke lalabo ababehamba lami. Kwathi sesiwele phansi, ngezwa ilizwi lisithi ngolimi lwesiHebheru, "Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na?" Ubuhlungu ukukhahlela encijweni. Mina ngathi, "Ungubani Nkosi na?" Inkosi yathi, "NginguJesu omzingelayo. Kodwa sukuma ume ngenyawo zakho, ngoba ngibonakelele lokho kuwe ukuba ngikumise ukuba ube isikhonzi lofakazi walezo zinto ozibonileyo loseza kuzibona ngami. Ngikophule esizweni lesi lwakwabezizwe engikuthumela kubo ukuvula amehlo abo ukuze basuke emnyameni baphendukele ekukhanyeni, basuke emandleni kaSathane baphendukele kuNkulunkulu, ukuze bamkeliswe uthethelelwa kwezono lendawo phakathi kwalabo abahlukanisiweyo ngokukholwa kimi. Ngakho ke, Nkosi Agripa, kangalanga ukulalela umbono wasezulwini, kodwa ngachumayela kuqala kwabaseDamaseko labaseJerusalema lakulolonke ilizwe laseJudiya lakwabezizwe ukuze baphenduke babuyele kuNkulunkulu, benze imisebenzi efanele ukuphenduka. Ngenxa yalokho abaJuda bangibamba ethempelini bafuna ukuyibulala. Kuze kube lamuhla ngizuzile usizo oluvela kuNkulunkulu. Ngakho ngimi lapha ngifakaza kwabancinyane labakhulu. Ngingakhulumi lutho ngaphandle kwalokho abakukhulumayo abaprofeti noMose ukuthi kuza kwenzeka. Ukuthi uKristu umele ukuhlupheka lokuthi kungokuba engokuqala ekuvukeni kwabafileyo achumayele ukukhanya kulesi sizwe lakwabezizwe.
Kwathi esaziphendulela ngokunjalo, uFestus wathi ngelizwi elikhulu,
"Pauli, uyahlanya, ukufunda okuningi kuyakuhlanyisa."
Kodwa uPauli wathi,
"Kangihlanyi, mhlekazi Festus. Kodwa ngikhuluma amazwi aliqiniso eliqondileyo. Inkosi yazi ngalezi zinto, ngakho ngikhuluma layo ngesibindi, ngoba ngikholwa ukuthi kalukho lalunye lwalezi zinto olufihlakeleyo kuyo, ngoba lokhu kakwenziwanga engosini. Nkosi Agripa, uyakholwa abaprofeti na? Ngiyazi ukuthi uyakholwa."
U-Agripa wathi kuPawuli,
"Uthi ngokufitshane nje usuza ngenza ngibe ngumKristu."
UPawuli wasesithi,
"Bengingafisa kuNkulunkulu ukuba loba ngokufitshane loba ngokude kungabi nguwe wedwa kuphela, bonke abangizwayo lamhla babe njengami ngaphandle kwalezi zibopho."
Yasisukuma inkosi lombusi loBenike kanye lalabo ababehlezi labo. Wathi sebephumile bakhulumisana besithi,
"Lumuntu kenzi lutho olufanele ukufa kumbe ukubotshwa."
U-Agripa wathi kuFestus,
"Lumuntu ubengakhululwa uba ebengalidluliselanga kuKesari."
Imisebenzi isahluko samachumi amabili lesikhombisa. Kwathi sekuqunyiwe ukuba siye e-Italiya ngomkolo, banikela uPawuli lezinye izibotshwa ezithile enduneni yekhulu esigaba sika Kesari ethiwa nguJuliyo sangena emkolweni wase Adramatiyo obusuza kuya endaweni zase Asia uAristarko uMakedonia wase Thessalonica wayelathi kusasa safika eSidoni uJuliyo wamphatha kuhle uPauli wamvumela ukuba aye kubangane bakhe ukuze bamsize bona sasuka lapho sagudla iKuprosi ngoba umoya wawuphambene lathi sesidavule ulwandle olungasekhilikhiya lasePamphylia safika eMira elaseKilikhiya lapho ke induna yekhulu yafumana umkolo waseAlexandria oya eItalia yasikhwelisa kuwo sahamba kancinyane insuku eziningi safika kanzima ngaseKinidu umoya ungasivumeli sagudla iKrete maqondana leSalamone saligudla ngokunzima safika endaweni ethiwa imathe kumahle eduze layo kukhona umuzi waseLaseya wathi sekudlule isikhathi eside sekuyingozi ukuhamba ngomkolo ngoba isikhathi sezilo sasesedlule uPauli wabeluleka wathi
madoda ngiyabona ukuthi lolu hambo luza kuba lengozi lomonakalo omkhulu ungayisiwo owempahla lomkolo kuphela kodwa lokusila kwabantu
kodwa induna yekhulu yalalela induna yomkolo nomnikazi wawo kulalokhu okuchiwo nguPauli njengokuba itheku lalingalungelanga ukuhlala kulo ebusika ubuningi babo baluleka ukuba kusuke lapho mhlawumbe kwenzeke ukuba bafinyelele eFenikisi itheku laseKrete elikhangele intshonalanga yasenyakatho lentshonalanga yaseningizimu bahlale khona ebusika kuthe umoya waseningizimu usuphephetha kuhle banakana ukuthi sebekuzuzile lokho ababekuqondile bawukhulula umkolo sasuka sagudla eKrete kodwa ngemva kwesikhatshana kwavuka umoya othiwa iYurakilo oyisivunguzane watshaya uvelela ngasemhlabeni umkolo wabanjwa yiwo wehluleka ukukhangelana nomoya sasesiwuyekela undenda sathi sesigudla esihlengana esithiwa iClauda sawubamba umkodlwana omkolo kalukhuni sebewuphanyekile basebenzisa amagoda ukubopha umkolo ukuze uqine besesaba ukuthi baza kutshayeka emhlabathini othiwa isithi behlisa isayili basebendenda nje kuthe ukuba siphoswe kakhulu yisiphepha kusasa bachitha umthwalo wathi ngolwesithathu balahla impahla zomkolo ngezandla zabo wathi ilanga lenkanyezi kungasabonakali insuku eziningi lesiphepha esikhulu siqinisa njalo laseliphela ithemba lonke lokuba siza kusila sekuyisikhathi eside bengasadli uPauli wasukuma phakathi kwabo wathi
madoda ngabe lalelela mina kalaze lasuka eKrete laphepha kulingozi lakulumonakalo khathesi ke sengileluleka ukuba lime isibindi ngoba kakuyikufa muntu kini kodwa umkolo wodwa ngoba ngalobu busuku bekumikimi isithunywa sikaNkulunkulu engingowakhe lengimkhonzayo sathi ungesabi Pawulu ngoba umele ukuma phambi kukaKhesari khangela uNkulunkulu ukuphile bonke labo abahamba lawe ngakho ke manini isibindi madoda ngoba ngiyakholwa kuNkulunkulu ukuthi kuza kuba njengalokho engikutsheliweyo kodwa siza kutshayeka esihlengeni esithile
wathi sekufike ubusuku bejumilani sisandenda olwandle lwase-Adria phakathi kobusuku abomkolo bakhumbula ukuthi sebesondela emhlabathini basebephosa intambo yokulinganisa bafumana kuyizingalo ezingamashumi amane ukutshona sebeqhubekile kancinyane bayiphosa futhi bafumana kuyizingalo ezingamashumi amathathu ukutshona sesaba ukuthi mhlawumbe singatshayeka emadwaleni basebesehlisa ingwegwe ezinkulu ezine ngemuva basebelindela ukusa abomkolo sebefuna ukubaleka emkolweni behlisela olwandle umkodlwana ngokungathi behlisa ingwegwe ngaphambi komkolo, uPawuli wathi enduneni yekhulu nakwabebutho,
uba laba bengahlali emkolweni, lingesiliswe li.
Abebutho basebequma amagoda omkodlwane, bawuyekela wawa, wathi sekuzakusa, uPawuli wabancenga bonke ukuba badle esithi,
namhla kulosuku lwetshumi lane lilindile lihlezi lingani, ngakho ke ngiyalincenga ukuba lidle, ngoba kuza kulinika amandla lokhu. Kakuyikonakala lolu lodwa unwele komunye wenu.
Esetshilo lokhu wathatha isinkwa, esebongile uNkulunkulu phambi kwabo bonke, wasihlephula, waqala ukudla, basebesima isibindi bonke, badla labo. Thina sonke esasisemkolweni sasingabantu abangamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa lesithupha. Sebedlile basutha baphungula umkolo ngokuphosela olwandle amabele. Sekusile, abalazanga ilizwe, kodwa babona itheku elilesihlabathi, bamisa ukuba baqhubele umkolo kulo uba kungenzeka. Basebequma ingwegwe, baziyekela olwandle, bathukulula lamagoda abophe amaphini okuqondisa umkolo, baphakamisela emoyeni amasayili angaphambili, baqonda okhunjini. Bafika endaweni lapho amanzi ahlangana khona, bawuqhubela umkolo esihlabathini, isihloko sawo sagxumekeka sema singanyikinyeki, kodwa ingemva yomkolo yaphulwa ngamavinqo. Abebutho babeqonde ukubulala izibotshwa, funa ezinye zibaleke ngokuhlamba. Kodwa induna yekhulu ifisa ukusilisa uPawuli yabavimbela ukwenza lokho ababekuqondile. Yalaya ukuba labo abakwaziyo ukuhlamba baziphoseke kuqala olwandle, baye emhlabathini. Abaseleyo balandele, abanye ngengodo, labanye ngencezu zomkolo. Ngokunjalo ke kwenzeka ukuba bonke bafinyelele emhlabathini besilile. Imisebenzi, isahluko samachumi amabili laficaminwe mbili. Kwathi sesisilile, sezwa ukuthi isihlenge sithiwa iMelitha. Abantu bakhona basiphatha ngomusa ongandanga, ngoba babasa umlilo, basamukela sonke, ngoba laseliqalisile ukuna izulu sekuqanda. UPawuli watheza ilixa lenkuni walibeka emlilweni, waphuma inyoka ngenxa yokutshisa yanamathela esandleni sakhe. Abantu bakhona bebona isilo silenga esandleni sakhe, bakhulumisana besithi,
impela lumuntu ungumbulali, ngoba lanxa ephephile olwandle, ukulunga kakuvumi ukuba asile.
Kodwa yena wasithintithela emlilweni isilo, akaze alimala. Balindela ukuthi uza kuvuvuka, nokuba awele phansi afe masinyane. Kodwa sebelinde isikhathi eside, bebona ukuthi kafikelwa lutho, baphendula imicabango yabo bathi unguNkulunkulu. Kwakukhona kuleyo ndawo amasimu esikhulu sesihlenge esithiwa nguPubliyo. Yena wasamukela, wasiphatha kuhle insuku ezintathu. Uyise kaPubliyo wayelele egula ebulawa ngumkhuhlane lembo. UPawuli waya kuye, wamkhulekela, wabeka izandla zakhe phezu kwakhe wamsilisa. Kwathi lokhu sekwenzakele, beza labanye abakulesi sihlengi ababelezifo basiliswa labo. Basinika iziphiwo ezinengi, mhla sisukayo ngomkolo, basinika esikufunayo. Ngemva kwenyanga ezintathu sasuka ngomkolo wase-Alexandria, wawukhululele ubusika esihlengeni. Uphawu lwawo lwaluthiwa Maphahla. Sangena eSirakusi, sahlala khona insuku ezintathu. Sasuka lapho, sahamba ngokubhoda, safika eRigiuma. Sekudlule usuku, kwafika umoya waseningizimu, safika ePuteoli ngosuku lwesibili. Safumana khona abazalwane, sacelwa ukuhlala labo insuku eziyisikhombisa. Safika ke eRoma. Abazalwane sebezwile ngathi basuka khona, beza ukusihlangabeza, baze bafika eAPI foruma lase Tracy Tabene uPauli ebabona wabonga uNkulunkulu wema isibindi esefikile eRoma uPauli wavunyelwa ukuhlala yedwa kanye lowebutho omlindayo wathi ngemva kwensuku ezintathu wabiza abakhulu babaJuda sebebuthene wathi kubo
bazalwane loba mina ngingenzanga lutho oluphambene lesizwe lamasiko abokhokho nganikelwa ezandleni zamaRoma eJerusalema wona esengihlolile afuna ukungikhulula ngoba kungekho cala kimi lokuba ngife kodwa abajuda bala ngacindezeleka ukulidlulisela kuKhesari kungesikho ukuthi ngiyasimangalela isizwe sakithi ngakho ngenxa yalokho ngilibizele lapha ukuba ngilibone ngikhulume lani ngoba ngenxa yethemba likaIsrayeli ngibotshiwe naleli ketane
base besithi kuye
kasamukelanga ncwadi ngawe ezivela eJudea futhi kakufikanga muntu wabazalwane ukubika kumbe ukukhuluma okubi ngawe
kodwa sifisa ukuzwa okunakanayo wena ngoba mayelana laleli hlelo siyazi ukuthi liyaphikiswa endaweni zonke
Kwathi sebemisele usuku beza kuye endlini yakhe bebanengi wabachasisela indaba kusukela ekuseni kwaze kwaba kusihlwa wafakaza ngombuso kaNkulunkulu ezama ukubaphendula ngoJesu ethathela emlayweni kaMose labaprofeti abanye baneliswa ilokhu akuchoyo kodwa abanye kabakholwanga wathi ukuba bengezwanani bodwa basuka bahamba uPauli esekhulume ilizwi labalinyi lokuthi
wayeqinisile umoya ongcwele wakhuluma ngoIsaya umprofeti kubokhokho benu esithi hamba uye kulesi sizwe uthi ukuzwa lizakuzwa lingaze laqedisisa lokubona lizakubona lingaze labonisisa ngoba inhliziyo yalesi sizwe seyaba lukhuni bezwa ngokulukhuni ngendlebe lamehlo abo bawacimezile funa babone ngamehlo abo bezwe ngendlebe zabo baqedisise ngenhliziyo zabo baphenduke ibasilise yazini lokhu ukuthi lokhu kusilisa kukaNkulunkulu kuyathunyelwa kwabezizwe bonake baza kulalela
wathi esechilo lokhu abajuda bahamba belokuphikisana okukhulu phakathi kwabo uPauli wahlala iminyaka emibili egcweleyo endlini yakhe ayeqhatshile wamukela bonke abeza kuye washumayela umbuso kaNkulunkulu wafundisa ngenkosi uJesu Kristu obala engavinjelwa muntu